Inkosi ikubusise mfowethu, amavuko amahle bangani. Ngiyachisa kakhulu ukuba sethebanekele lokho kuse. Kodwa kuyinkazimulo enkulu ukuba lapha. Siyathokoza ukuthi senelise ukungena phakathi lamuhla okwale inkonzo. Futhi bese ngimemezele ukuthi ngiza kuba lesifundo kaTess kulawa amaviki angamajumi ayisikhombisa kaDaniel. Lokho kuyabambanisa umbiko wonke ngingakahambi lempawu eziyisikhombisa. Okuyikuthi impawu eziyisikhombisa, inhlupho eziyisikhombisa, impondo eziyisikhombisa, omaye abathathu, umfazi oselangeni, ukuxotshwa kukadeveli obomvu, iy'nkulungwane ezilikhulu lamachumi amane lane zibekwa uphawu. Konke kwenzakala phakathi kwalesi isikhathi, futhi ngicabange ukuthi kumele ngingenise lokho kuqala. Manje kuyachisa, asikhangelelanga ukuhlala isikhathi eside, ngesingakukwanisa futhi lesi yisikhathi ngokujwayelekileyo ngaphandle kwesikhathi leso abantu abangabuyi ebandleni isikhathi eziningi. Futhi ikakhulu futhi bonke balamakamelo aphephethela umoya lokunye lapho okuhlaliseka khona. Siyafisa alubana besilakho lokho, kodwa kulesi sikhathi asilakho. Abaningi babo khokho bethu babehlala phandle elangeni elichisayo. Lapho ngicabanga ngokuxolisa ebantwini ngokungabi lekamelo eliphephetha umoya, imicabango yami ihlezi ibuyela emuva e-Afrika, lapho ababelele khona kulezo ziphepho. Lalabo bafazi lenwele zabo zilenge phansi ebusweni babo, babelele lapho yonke imini lobusuku, bengasuki kuleyo ndawo lapho ababelele khona. Bengadli, benganathi, kumbe ukwenza ulutho. Bahlale nje khona lapho ukuze babambe ilizwi, kumbe amabili, lapha lalapho elenkosi. Ngingacabanga ngeMexico, nxa kuchisa kangako, ngeqiniso. Ngahlala ekamelweni eliphephetha umoya, futhi ngazama ukuziphephetha kwakuchisa kakhulu. Futhi ngibona abantu labo bebuya lapho ngehola lesificamunwe munye nta ekuseni kuleyo nkundla enkulu, futhi kungelazi ihlalo zokuhlala phansi. Abantu abagulayo, abagulayo sibili besifa, abagulayo imvukuzane ithumba, nabomama abagulayo ezincane ingane ezifayo, lakho konke. Besima khona lapho kulelo langa elivuthayo elichisayo kungelamthunzi loba ngapi, futhi beqamelane nje omunye komunye kusukela ngehola lesificamunwe munye nta ekuseni kuze kube ngelesificamunwe munye lobu busuku, ukuzwa nje imizuzu engamachumi amathathu ngomtoliki, futhi babone imsebenzi yenkosi. Bahlale lapho balinde begqoke izembatho ezindala ezisindayo ezinkulu, bayazigqoka ebusika lehlobo, yikho kuphela abalakho. Futhi ke ngicabanga ngokulala phandle lapho kulawo magusu ukuthi babe letha njani labo bantu abagulayo ababe ngenelisi ngitsho ukuhamba. Futhi eIndia lapho ababe lalisa oyedwa phansi bese bebeka ke omunye phezulu kwalo kanjalo lobu lepero lemikhuhlane. Lapho ababe bahudula khona laphandle kwezitalada, futhi bebalalise kulelo elichisayo elivuthayo ilanga lendawo ezichisayo eziphepheni lemibane ibaneka lezinto ezinjalo, babelala khona lapho kulelo langa lesiphepho lento yonke, futhi bengasuki ngitsho kumbe bakhonone nje, futhi bezama ukubamba ilizwi likaNkulunkulu. Manje la kanjalo enye into yomphefumulo wabo. Khona ke kungani kufanele sixolise lokho kusa, silophahla phezu kwekhanda lethu, iziphephetho zomoya zisebenza na? Kufanele siyangeke nxa sikhonona ngakho. Ngakho ngiyakhumbula kungasikude esihlengeni esinye sezihlenge eSouth Seas, ngangile nkonzo khona lelobo busuku, futhi kwabuya isiphepho, angazi ngibone isiphepho esinjalo, ukubaneka nje okukodwa kombane ngemva komunye ukhanyisa ilizwe. Lokuthi umoya wavunguza njani kwaze kwathi izihlahla zalala phansi emhlabathini, ngathi awu baya lami ngingakhupha isudu yami ngoba kuza kube kungela muntu phansi lapho. Ngesikhatshana imota encinyane yabuyela muva emnyango, futhi omunye umuntu waqoqoda emnyango eselungiselele ukuhamba. Futhi ngathi emfaneni wayekwanisa ukukhuluma isiNgisi, ngathi ngabe kulo muntu phansi lapho, wathi awungeke ngitsho ungene amabhloko edolobha kuleyo ndawo epaki enkulu yebhola futhi ngathi utsho ukuthi abantu baphandle lapho njengalokho ngathi sonke lesi isiphepho bathi bafuna ukuzwa ngoNkulunkulu futhi ke ngahamba phansi lapho futhi kwakulamanina amankazana amancinyane ontanga bengagigitheki behleka beququmba ichingamu futhi bekhuluma ngamajaha abo lonke ilizwi babambelela nje kulo futhi benganyikinyeki bahlala nje futhi belalele ngenza ukubiza kwelathi ngenza nje ukubiza kwelathi futhi iinkulungwane zaphakama lenyembezi zihlengezela emehlweni abo kanjalo lezandla zabo phezulu kuNkulunkulu befuna isihawu emphefumulweni yabo amankazana amacha labafana elichumi lesikhombisa iminyaka elichumi lesificamunwembili ubudala manje kungathi kunzima ukuthola abafo abadala ukubana balalele liyabona kutshengisa ukuthi asinalutho lokukhonona ngalo ukubonga kakube kuNkulunkulu yebo numzana singathanda ukuba lakho konke ngokwesimanje manje njengayo yonke imelika kodwa asilakho ngaleyo ndlela ngakho sizakwenza nje ngalokho esilakho manje ngilento encane enginanzeleleyo engingafuna ukuyenza lapha eThebanekeli futhi. Bangaka bala amaBhayibheli, phakamisa isandla sakho kuhle, asivuleni kumahubo 99 singakabi lomkhuleko. Sasivame ukwenza lokho mfowethu Neville iminyaka edluleyo. Angazi loba selike labala ihubo lokhu kusana. Hatch ngithanda nje ukwenza ibandla ukubala okunye kwamahubo. Lokhu kusa lapho ngihlezi ekamelweni lami lokutadisha ngizindla ngalumbiko lelizwi ngacabanga uyazi kungaba kuhle njalo ukuba bonke babale ohubo ngiyakuthanda kahle sibili isizathu ngiphuzile nje kancinyane ifoni evela khatshana ababalayo kimi evela echeyini ngakho yiso isizathu ngiphuzile futhi kathesi lapho sivula kuleli hubo ngilezaziso okufanele zenziwe lezo nje engiziphiweyo lawo ngamahubo 99 kusukela kathesi kusiya zonke izaziso mayelana ngemihlangano lapha eThebanekeni lasemkhankasweni ziza kuvela ehofisini eJeffersonville loba ngubani ofisayo ukuba kwazi ngemihlangano kumele abeke kumbe aphe ibizo labo lekheli futhi balibeke kupulpit ekupheleni kwenkonzo lobubusuku isaziso sizathunyelwa kuwe kusase lesikhathi ukuze wena wenze amalungiselelo ukuze ubuye emhlanganweni lokho yikuthi nxa kulomuntu welakusasa ofuna ukuba kwazi nje lapho esiya kuba lemihlangano khona silohlelo olubekiweyo ehofisini phandle lapho kathesi ukuthi ungabeka nje ibizo lakho lekheli lapha futhi siza kuthumela ikhadi ngaphambi kwesikhathi ukuze ubekwazi lapho imihlangano eyenziwa khona futhi mhlawumbe izifundo futhi lani okunye okukhona nxa ungenelisa ukuthola ithuba uyabona nxa ungelandawo emthethweni lapho okuvela khona omunye ukhuluma lokho futhi omunye ukhuluma lokho wena awukutholi uyabona ngakho nje akubeka ibizo lakho lekheli futhi ukubeke phezulu lapha futhi uBilipho uza kuwathatha futhi awanikeze manje kwabuzwa lakho nxa kuza kuba leminye futhi mfowethu Branham uza kuba lezinye inkonzo zokusilisa eThebanekeli lokudalula hatch hachi ukudalula kuzaphiwa ngelinye labe bhodi yethu silomfo wethu uNeville lapha kathesi olesipho sokuprofeta oprofeta phezu kwabagulayo futhi azise kibo izinto okudingakala ukuthi babezazi futhi silomfo wethu obizo lokuthi yigimpotam omunye wayengumphathi wasebenza ngokuthembekileyo kubhodi angiboni lokhu kuze kodwa uvame ukuba lesipho sokukhuluma ngendimi lenkosikazi encane ethiwa ngu-Agambright udade omncinyane omuhle olesipho sokucasisa indimi futhi imibiko le iyafakaza ukuba ngekaNkulunkulu ngoba sibili ayiphumi phandle kohlelo ibekiwe nje ehlelweni futhi masinya izipho lezi ziqala ukwanda sizama ukuthatha ukukwenza kuhlelwe khona ebandleni indlela yokukwenza ngayo futhi ngiza kubabona khona masinya futhi ukuze khona khona imihlangano izaqutshwa njengokupheleleyo ngokohlelo lwenkosi njenge singakuthola ngokupheleleyo kodwa abantu laba abathandekayo njengokutsho kukamakhelwane wami unkosikazi Wood ole microphone exunyelwe phezulu lapha le tape ngemuva le ukurekhoda umhlangano ngokwenjongo nje yokuthola imibiko leyo futhi abhale phansi futhi abone loba iqondile kumbe hatch bona iyo indlela ayihlola ngayo ngiyamazi unkosikazi Wood ukuba ngowesifazana othembekileyo futhi ungitshela ngezinto eziningi ezikhulunyiweyo ziyagcwaliseka manje silokuthokoza ngalokho kungiphumuza okunganani ngekhaya lapho ngingena ngekhaya khona-ke lokho kudalula ohlangothini lokuprofeta kuyangidabulela phansi nje futhi kanjalo unkulunkulu ungithumele ukuphumula ngalokho ngokuprofeta langokukhuluma ngendimi lokucasisa okuyisiprofeto lokho yisiprofeto ukukhuluma ngendimi kungabantu ababili abehlukeneyo abaprofetayo omunye ekhuluma omunye ezwisisa lokho omunye akukhulumayo ngendimi ezingaziwayo kuyisiprofeti kanye futhi manje siza kube silakho lokho nsuku zonke yonke imihlangano lapho sisiba le midwendwe yokukhulekela emhlanganweni manje kulo muntu-ke ongabuza ngabe mayelana ngesipho yebo lokho ngilazo kodwa leyo ndlela indlela kuphela engisebenzisa ngayo kuyikukhulumisana ensitha leyo engilayo futhi ukubathola ngiyakholwa balakho ebhodini lezaziso ngemuva lapho ukuze uthole imvumo lokubeka isikhathi sakho ehlelweni ngoBilly Paul umfana wami okwalapha kumbe emihlanganweni emuva kwalokho phandle enkundleni loba ngaphi kumele ube nekhadi elincane uBilly Paul aza kupha lona nxa kulenye into empilweni leyo ongeke uyizwisise futhi ungazi ukuthi ungasuka kanjani kiyo futhi udinga inhlakanipho yenkosi khona-ke vumela bona uBilly Paul indodana yami ongunobhala futhi uzalinika ikhadi elincinyane futhi alibekele ilanga ngesikhathi futhi-ke lapho sisiba lalokho kukhulumisana khona-ke yikho lapho esiza kungena ndawonye wena nje lami futhi nxa kungabafazi abezayo liza kungena phakathi lami lomkami futhi-ke wena sizadinga futhi sifune inkosi futhi siyibuze ukuthi kuyini okufanele ukwenze manje okunye indaba ezincane lokunjalo njengalokho kunikezwa kumfowethu Neville lomfowethu yigilbotham lodadewethu agambrite labanye abakhuluma ngendini lokucasisa abalapha ebandleni ngakho-ke sinjengohambo ngiyakholwa kwakungujethro owathi kumose ngolunye usuku bona asithatheni abanye abadala futhi umoya kankulunkulu wasuswa kumose wabekwa kulaba abadala abangamashumi ayisikhombisa futhi baprofetha kodwa okukhulu lezinto ezinzima zeza kumose yedwa manje kasisiye mose lalaba kayisibo abadala kodwa lokho sikhonza ujehova unkulunkulu lensika yomlilo efanayo isikhokhelela elizweni lesithembiso ngakho khona-ke yebo kuzakuba leminye kuzakuba le mihlangano futhi kuzakuba lokucasisa ukudalula kuzakuza lokho kuzakube kunginika ithuba khona-ke ukuba semthandazweni lokudadisha amalanga ngaziyo ukuthi lokho kukhulumisana kuzeza futhi ngiwalungiselele manje khumbula uBilly Paul Branham unobhala wethu wasenkundleni uza kuse isaziso sisebhodini emuva lapho kubaphathi ngilesaziso lapha sokumemezela lokho lokutshela abantu ukuthi bengakubala ebhodini yezaziso bephuma phandle manje kathesi lokho kusa sile sifundo esikhulu futhi lobu busuku sizazama ukuqhubeka ngaso futhi nxa inkosi ithanda isonto elandelayo esinye kuso bengingazanga ukuthi bese sijula okunganani ngaze ngangena ekustadisheni futhi lokhu kusaseyimfihlakalo kimi lakathesi futhi njalo ngithembele enkosini nje manje lina elilamabhayibhili enu kasivuleni kumahubo 99 futhi ngizabala indima ka-1 ibandla libale indima ka-2 khona-ke sonke endawonye sizabala indima yokucina siqhubeke mina indima 1 ibandla indima 2 mina indima 3 ibandla 4 kusiya kundima yokucina futhi-ke sonke siza kuyibala ndawonye asiphakameni lapho sibala ilizwi likankulunkulu
The Lord reigneth.
Inkosi iyabusa abantu kabathuthumele. Ihlezi phakathi kwamakheru umhlaba kawuzamazame. Inkosi inkulu eziyona futhi iphakeme phezu kwabantu bonke. Gazidumise ibizo lakho elikhulu lelesabekayo ngoba lingelingcwele. Lamandla enkosi athanda isahlulelo, wena umisa ubuqotho, wena wenza isahlulelo lokulunga kuJakobe. Phakamisani inkosi uNkulunkulu wethu futhi likhonze esenabelweni senyawo zakhe ngoba yena ungcwele. Mose lo Aaron phakathi kwabaphristi bakhe noSamuel phakathi kwabo ababiza ibizo lakhe babiza inkosi futhi wabaphendula. Yakhuluma labo iphakathi kwensika yeyezi bagcina ubufakazi bakhe lezimiso eyabanika zona. Wena wabaphendula onkosi Nkulunkulu wethu, waba nguNkulunkulu owabathethelelayo loba waphindisela izenzo zabo. Phakamisani inkosi uNkulunkulu wethu futhi likhonze entabeni engcwele ngoba inkosi uNkulunkulu wethu ingcwele. Asikhothamiseni amakhanda ethu. Ngeqiniso nkosi, lawa amazwi alotshwe futhi acindezelwa ngenceku yakho uDavida erhubeni kuwe. Uhlala phakathi kwamakherubhi ungcwele futhi intaba yakho ingcwele. Ngasisondeleni eduzane ngenhliziyo zethu ezifavazwe ngegazi lenkosi uJesu ngesazela esimsulwa futhi ngokholo lokuqiniseka ukuthi siza ebukhoneni bukaNkulunkulu wethu. Makuthi umbuthano wonke lowo lokho kusa uhloniphe, vula indlebe zethu zokuzwisisa, khuluma ngathi ngokuhlakanipha ukuze sibekwazi ukuthi kumele siziphathe njani kulezi nsuku lasebukhoneni bakho. Siza kucela Nkulunkulu wethu ukuthi uhambule kithi izinto lezi ezifihlakeleyo ebezifihliwe iminyaka yonke leyo, lapho sisondelela elinye lamazwi aqinisekileyo kakhulu aqotho. Wena wakhuluma ngakho lapho usaselapha emhlabeni futhi wathi lo ofundayo makazwisise. Ngakho siza kuwe ngomusa omkhulu Nkosi, njalo sidinga inhlakanipho yakho singazi nje okokukhuluma. Sihlele lapha imibhalo emlutshwane futhi ngesizotha futhi sithembele kuwe ngokugcweleyo okwempendulo, okungesikho okwenye inhloso kodwa ukuba sibekwazi ihola esiphila kile ukuza sibe ngabalungiselelweyo ezintweni ezinkulu ezihlezi phambili. Awungeke usiphe khona Nkosi ebizweni lakhe, yena owasifundisayo thina sonke ukuthi kufanele sikhuleke njengalokho. Baba wethu osezulwini, ngalihlonitshwe ibizo lakho, umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamuhla ukudla kwethu kwansuku zonke futhi usithethelele okwamacala ethu njengoba sibathethelela labo abasonayo. Futhi ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule ebubwini, ngoba umbuso ungowakho lamandla lobukhosi kuze kube nini lanini. Amen. Hlalani phansi. Manje nxa loba nguphi wamadoda ofuna ukukhupha amajazi abo, zwanini nje lemkelekile. Futhi labo abamileyo emaceleni omduli, nxa inyawo zenu zisiba buhlungu, ngani zwanini likhululekile ukuphuma phandle. Futhi manje ngicabanga nxa abantwana befuna ukuya emakamelweni abo kumbe ngabe vele sebephunyisiwe. Umalusi uthi ixuku ligcwalise amakamelo, ngakho asingeke sibe lesikolo sesonto sabancinyane. futhi singathaba nxa lina abafo abancinyane lingasebenza kanye lathi njengalokho ekuseni sikwenza siqala omkhulu umbiko omkhulu engileqiniso ukuthi kuza kutsho okukhulu kubaba lomama wenu labathandekayo benu abalapha lani lina abancinyane ngakho sisondela kukho ngokuhlonipha nxa inkosi ithanda lokhu kuza sithatha isifundo samaviki angamajumi ayisikhombisa kaDaniel futhi lokhu kuza sikhuluma ngoDaniel esekuthunjweni loGabriel engena ephapha ukumlayela ngelizayo lapho uDaniel esasemthandazweni uGabriel ingilosi yangena ukumlayeza lobo busuku ngifuna ukukhuluma ngenjongo ekasithupha yokuvakatsha kwakhe izifundo eziyisithupha ezahlukeneyo ezizalethwa lobo busuku lokho uGabriel akulandayo isonto elandelayo nxa inkosi ithanda ngifuna ukubeka isizathu lesikhathi sezikhathi zebandla eziyisikhombisa lokuthi ziyisikhathi siphi nalapho esime khona lamuhla lokho kungesonto elandelayo ekuseni inkosi ithanda manje isizathu salokho ngilethe amanye amanothi amancinyane avela embikweni yami emilutshwane edluleyo And this morning I want to futhi lokho kuse ngifuna ukwelekanisa ngoba lokho kubekwa ethepini ezahamba emhlabeni wonke jikelele izizwe ezinenge futhi izikhathi zonke isizathu ngikwelekanisa emuva kumhlawumbe omunye umuntu angezwa itape okwesikhathi sabo sokuqala futhi engasoze enelise ukuzwisisa lokho ebengikutsho lapho ngikhombela emuva kwenye into bese si lezinyanga manje ekutaditsheni kwebhuku lezambulo isambulo sika Jesu Kristu sidlule ezikhathini zebandla izahluko ezintathu zokuqala zezambulo kwakuyizikhathi zebandla khona-ke uJohane wahlwithwa esahlukweni sesi-4 lesesi-5 futhi watshengiswa izinto lezo ezaziza kuba khona emva kwalokho Now on the 6th chapter he drops down manje esahlukweni sesi-6 uyehla phansi emhlabeni njalo ukubona izinto ezenzakalayo eziza sukela kusahluko 6 indima 1 kuze kuyefika isahluko 19 lendima 21 phakathi lapha kubuya impawu inhlupho omaye intethe owesifazane elangeni lokuxotshwa komgobho obomvu ukubekwa uphawu kwenkulungwane ezilikhulu lamachumi amane lane lazo zonke lezi izinto leyi kube yiviki yokudadisha okukhulu izolo usuku lonke angisukanga ngitsho ekamelweni ngizama ukutadisha futhi kungenye into esikhathini sokucina abaningi abangaba kudala lapha engabafundisayo ngapho ngokuthi nje phakathi lapha ngokwamaviki angamachumi ayisikhombisa kaDaniel kodwa angizange ngizame ukukuhlasela ukukucasisa kodwa lesi sikhathi ngomusa kaNkulunkulu ngizithathele ukuzama ukucela umusa phambi kukaNkulunkulu ukuthi ngingakuletha ebantwini futhi phakathi lapha ngithola izinto engingazilanto eyodwa ngazo futhi khona-ke bengibala ibhuku lika-Dr. Larkin ibhuku lika-Dr. Smith lamanothi ka-Dr. Schofield incazelo ezehlukeneyo okuvela ebantwini ndawo yonke futhi kukanti angenelisi ukubeka okwabo ndawonye ukwenza kuphume kahle bona ngakho liviki ngiceba ukuthi ngivakatshele ilibrary yeKentucky kokunye kwezimfundo zenkanyezi zendulo zamakhalenda lezikhathi futhi ngithatha kumalibrary lokunjalo wonke amabhuku asendulo engingakwenelisa futhi lokho okuncinyane engingakwenza lokuba lethemba lami eliqotho kuJesu Kristu ukukwambula kimi ngoba angifuni ukuthi ngiyakwazi lokho futhi ngiyakwazi lokho uyayazi inhliziyo yami ungilalele kodwa ngikufuna khona ukuthi ngingakhanyisela abantu bakhe Ngakho ke ngiyakholwa ukuthi uzangipha khona. Angikabi kwazi kodwa ngiyamethemba okwesonto elandelayo ngoba leyo kuzakuba ingxenye enkulu isonto elandelayo ukwazi lokubeka lawo mavika ngamajumi ayisikhombisa. Linye lalinye lilendawo eyahlukileyo futhi lapho usenza ungakungenisa konke phakathi awuphumi kahle, awarejisteki kahle, akungeke. Futhi njalo ke ngingehluleka ukukubeka kahle kodwa ngizathemba inkosi ngakho. Futhi ngiyakhumbula ngoSolomon ngesinye isikhathi ekhuleka lokucela inkosi uNkulunkulu uba engamupha inhlakanipho kungayisikho ngokwakhe, kungelakwandiswa kwensuku, kungelampilo ende, kungelanotho. Kodwa ukuthi abe lenhlakanipho ukwazi ukuthi angahlulela njani abantu bakaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu wahlonipha lowo mkhuleko futhi wapha uSolomon inhlakanipho leyo ngoba kwakungokwabantu bakhe. Futhi yikho ngicela uNkulunkulu angivumele ukuba ngazi lokho lawa maviki angamajumi ayisikhombisa akuchoyo ngoba ngiyazi ukuthi yiyo kanye ikhalenda yesikhathi esiphila kiso. Futhi njalo ke ngifuna ukuba kwazi ngingenzeli mina ngoba ngifuna ukuba kwazi. Angikutsho ngaleyo ndlela ngingazenzeli mina ngoba ngiyakufuna lami. Ngifuna ukuba kwazi ngoba ngifuna ukuba kwazi ukuthi siphila ngapi lokuthi yisikhathi siphi esiphila kiso. Futhi khona ke ngiyazi ukuthi lokho kwaphiwa futhi abehlukeneyo bakucabangisisile futhi babelakho emuva khona. Omunye umfo ngangibala wabalakho konke kuphelela ku-1919 okwamaviki angamajumi ayisikhombisa. Awu lokho kwakungenjalo. Ngakho emva kwamajumi ayisikhombisa, amaviki emva kwamajumi ayisikhombisa, amaviki sekuphelile konke. Ngakho sifuna ukuba kwazi iqiniso futhi ngicela uNkulunkulu ukuthi angiphe iqiniso. Manje ukuze ngikusekele lokho, buyela emuva, ngifuna ukulandisa kancinyane okwangemuva. Ngakho kanjalo ke amanye amanothi engiwabhale phansi ebesilawo kwesesi-5, esesi-4 nesesi-5 isahluko ukuze kuthi abantu bazwisise. Okokuqala, singakakwenzi lokho, ngifuna ukukwelekanisa ukuze likuthole kusukela kwesesi-4. Manje khumbula isahluko sesi-3 kwakulibandla lesikhathi seLaodikeya futhi ibandla lahlithwa ekupheleni kweLaodikeya. Manje bengizama ukucasisa enye into kumkami ngakho ngangilobhekhi indodakazi yami lazo zonke inhlobo zezicazamazwi lezinto esenekise ukuzithola ngaziphi impendulo. Ngathola isicazamazwi seBhayibheli, ngathola isicazamazwi esidala sesiGriki, ngathola iWebster lezinye ezininge izicazamazwi zesimanje manje, ngitsho lesisodwa saso esingathola loba ukupha amabala kumbe impendulo loba ngayiphi indlela. Umkami wathi ukhangelela kanjani abantu bethu okungabantu abangabayanga labaningi babo bengafundanga njengalokho esiyikho ukuzwisisa okunjengalokho. Ngathi uNkulunkulu uzakupha impendulo kungenani lokuthi kunzima okunganani. UNkulunkulu engakwehlukanisa futhi akwenze kube lula. Ngoba thina siyingxenye yalabo bantu abalangazelelayo bekhulekela lolo suku lalelo hola, lamehlo ethu akhangele ezulwini futhi silindele ukubuya kwakhe. Futhi ngileqiniso nje ukubana uzasitshengisa. Manje akuyi kusitshela usuku kumbe ihola ngoba akula muntu ongaba kwazi lokho, kodwa ngempela kuzasitshela usuku lweviki esiphila kilo nxa singakuthola. Manje kusahluko 4 uJohane wahlithwa amasinya emva kwebandla. UJohane esiya phezulu wabona isikhathi sebandla esipheleleyo. Yikho lapho engangithanda ukuma khona okomzuzwana nje ukukhuluma ukuthi abantu abaningi abakhangelele enye into enkulu enkulukazi elamandla ukwenzakala esikhathini sabezizwe balahlekile impela. Isikhathi sebandla lakho konke okuzakwenzakala ekubuseni kwabezizwe kubhaliwe kusukela kuzambulo 1 kusiya kuzambulo 3 kuhlangene.
Kona ke ibandla lahlithwa laphakanyiselwa phezulu futhi lokunye kwalokho kusiya kusahluko 19 yilokho okwenzakala kusendo lwabajuda emva kokuba ibandla selenyukile
futhi kuyisikhathi sokuhlupheka okukhulu akulalutho oluza kwenzakala phakathi kwabezizwe kuphela ukubulala lokunjalo njengokuba siza ngena kulokho futhi sibone kodwa ibandla ngokwalo selihambile kweyesi 13 endimeni yokugcina esahlukweni sesi 3 sikazambulo lapho isikhathi sebandla leLaodikeya siphela esasingesokugcina futhi sathatha isikhathi sebandla ngasinye ngasikhathi sinye into ngayinye eyenzakalayo inkanyezi ngayinye isithunywa ngasinye imvelo yazo ezakwenzayo futhi sakuletha khona phansi embalini kwaze kwaba ngesokugcina kanye sidetshwe khona lapho empikitsheni eceleni komduli futhi sathi sesiqedile umoya ongcwele wangena wenza izigombolozi sento efanayo emdulwini wasekwambula ngokwakhe khona lapha kithi sonke manje ekwenzeni lokho ngiyathemba ekupheleni kwalokho uzabuya leyinye into enkulukazi futhi asitshengise njalo ukuthi sisesikhathini sokucina Bangake phakathi kwenu abezwayo eka Kennedy inkulumo kaMongameli Kennedy amazwi lokunjani bangake abezwayo lesibikezelo ukuthi ngozi bandlela 1 kubikezelwe ukuthi konke iUnited States leRussia kuza kuba yimilotha yentabamlilo yikho kuphela esikudingayo isikhathi sesiphelile ukwedlula esikucabangayo bona ngakho nxa sesiseduze kangako kuze kuthi labantu balumhlaba babikezela lezi zinto ezinkulu ukwenzakala kungcono sibe siqaphele yonke into isesikhathini konke ukuvuma kwenziwe yonke into isilungele ngoba akasikwazi nje ukuthi isikhathi siphi inkosi yethu eza kusamanisa futhi lapho esipha amasamanisi uzani phezulu Kungcono ube usulungele futhi kuzabuya ngehola elingalicabangiyo imvuselelo enkulu yePentecost isiphela manje siyakubona ndawo yonke ingqubo enkulu yokucina umbiko usuphumile wahamba yonke into isilungele kathesi ilindele ibandla selibekwe uphawu ababi benza ububi obuningi amabandla abalobubandla ngamandla abangcwele bayasondela kuNkulunkulu izipho zikamoya ziyaqala ukwanda emaqembini amancane sisesikhathini sokucina ongiyayithanda leyo ngoma esasivame ukuyihlabela ebandleni ngikhangelele ukubuya kwalolo suku lwemillennium oluthokozisayo lapho inkosi yethu ebusekileyo izabuya futhi ihlwithe umlobokazi wayo olindeleyo Oh inhliziyo yami iyakhala iyomele lolo suku lokukhululwa okumnandi lapho umsindisi wethu eza kuphenduka emhlabeni njalo silindele lelo hola manje esahlukweni sesi 5 lendima yesi 5 siyathola esifundweni sethu esedluleyo ukuthi sakhuluma ngokwaleso sihlobo esingumhlengi leso esasitholayo ukuthi kwakunguKristu Sakufanekisa khona kanye ngorute, urute esenza isinqumo, urute esebenza, urute ephumula. Esenza isinqumo kwakuyikulungisiswa, esebenza ezilungiselela ukungcweliswa. Ephumula waye elomoya ongcwele kuze kufike idili lomtshato, kuhle okunganani. Ibandla leza ngoJohn Wesley ukulungisiswa kumbe uMartin Luther ukulungisiswa ngoJohn Wesley ukungcweliswa ngePentecostal ubhaphathizo lukamoya ongcwele futhi kathesi liphumula lilindela ukubuya kwenkosi yakhe kuphelele isihlobo sethu esingumhlengi abadala babe qinisile lapho bembiza iwundlu ela seliza kuba isilwane njengomahluleli wayeliwundlu liyazi elebhuku elinanyekwe ngempawu eziyisikhombisa lapho ibhuku lithathwa umsebenzi wobumeli waqedwa
Manje esahlukweni sesi-3 ibandla laseliye phezulu kodwa manje ukuhlengwa kuza kwambulwa ukuthi ibandla lahlengwa njani. Isambulo salokho okwathatha indawo ngesikhathi sebandla bona ibandla selihambile. Ngakho uyatshengisa kathesi esahlukweni 5 ukuthi wakwenza njani lokho okwenzakalayo ukuthi walibeka kanjani uphawu ibandla. Isambulo sebizo lakhe, ubhaphathizo lwamanzi, usebenzisa ibizo lakhe, impilo elaphakade, akula sihoko esilaphakade, inzalo yenyoka, ukuvikeleka okulaphakade. Zonke imfundiso ezinkulu ukumiselwa ngaphambili kwebandla lokho okwambulwayo ebandleni uyatshengisa ukuthi wakwenza njani. Manje isihlobo sethu sinikezwa ibhuku elinanyekwe ngempawu eziyisikhombisa zokuhlengwa livela kumnikazi wakuqala. Amen. Wayengubani sithola? Wayengumnikazi wakuqala uNkulunkulu ngokwakhe. Futhi iwundlu labuya lathatha ibhuku esandleni sokunene salo owayehlezi phezu kwesihlalo. Lalingubani iwundlu? Umhlengi, isihlobo sethu esingumhlengi, isihlobo sebandla owabuyayo wahlenga u-Israyeli. Manje sizangena kulokho kusa. U-Israyeli wahlengwa kodwa akuzange kusetshenziswe kibo ngoba bamlahla. Kodwa ibandla lamkela ukuhlengwa kwalo futhi wayeyisihlobo sethu esingumhlengi. NjengoBhowazi kwakufanele ahlenge uNawomi ukuze athole uRute, uMowabi, umfokazi owezizwe. Ngakho uKristu wahlenga u-Israyeli, wasebenzisa ukuhlenga futhi walahlwa. Liyakhumbula ukuxolelwa ukuthi indoda yadutshulwa leyo engiyikhulumayo ngezinye izikhathi, ngesikhathi sokulwisana kwamaqembu esizwe lapho wayeyindoda elungileyo. Wayemsulwa futhi bamthola elicala, ngoba wayelicala ngenye indlela ukuthi wabaleka ngesikhathi sempi. Futhi bamthola elicala futhi babezamdubula. Futhi enye indoda yaya kumongameli Lincoln futhi wathi, "No Lincoln, le yindoda engumKristu." Wayesesaba umfana, ngiyabazi abantu bakibo. Wayesesaba nje, ubengazimiselanga umoya. Wabaleka wathi, "Mnu Lincoln, kusezandleni zakho, nguwe kuphela ongamxolela." Umnu Lincoln wadobha isiqetshana sephepha losiba lwakhe futhi wasayina, "Xolela lo usibanibani, Abraham Lincoln." Wagijima ebuyela entolongweni futhi wathi, "Nanku lapha, ngithwele uxolo lwakho." Futhi indoda yathi, "Ngiyala ukukhangela, kuyabe kulophawu olukhulu kikho, kuyabe kuyinto yonke, uzama ukungenza inhlekisa." Akusuye Abraham Lincoln, loba ngubani engasayina ibizo lakhe, kodwa kuzamele kubhalwe ngophawu lwakhe, lokunjalo nxa kuvela kuye. Futhi indoda yamncenga, loba indoda eyayisentolongweni yayicabanga ukuthi uyazisomela, futhi wasuka wahamba. Ukusa okulandelayo wadutshulwa. Futhi-ke emva kokuba esedutshuliwe, khona-ke kwaba lokuthonisiswa komthethwandaba welizwe, ngoba u-Abraham Lincoln amahola angama-24 lindoda ingakadutshulwa wasayina ibizo lakhe ukuthi lindoda yaxolelwa. Futhi-ke uhulumende wasemdubula, loba kunjalo manje-ke kwasekusithini, khona-ke umthethwandaba welizwe lase-United States wathi wabuya kulesi sinqumo somthethwandaba welizwe wathi uxolo akusilo xolo ngaphandle kokuthi lwamukelwe njengoxolo. Futhi uJesu wahlenga u-Israyeli eCalvary, kodwa kwakungayisilo xolo kibo ngoba abazange balwamukela njengoxolo. Kodwa esifundweni sethu kathesi kulawa mavika ngama-70, siyathola baphenduka futhi bemkela uxolo lwabo. Kodwa wahlenga ibandla khona-ke sixolelwe ngoba semkele igazi likaJesu Kristu njengokoxolo lwethu. Manje sithola ukuthi wayeyisihlobo sethu esingumhlengi futhi wathatha ibhuku esandleni somnikazi wakuqala. Kuyincwadi yelungelo lobunikazi yokuhlengwa. Sakufumana lokho, liyakhumbula isifundo, incwadi yelungelo lobunikazi yokuhlengwa. Incwadi yobunikazi kanye layo ukuthi uNkulunkulu wafuna impilo ngokufa esivandeni se-Edeni. Kona ke uJesu olungileyo wafa wathatha incwadi yobunikazi futhi wenelisa ukuqaqa izimpawu wembula lokhu okwakuphakathi kwazo lokupha ilifa elalingelakhe ebantwini bakhe. Impilo elaphakade leyo abayindla lifa yayo ngokwenza lokhu wadlulisa impilo yakhe phandle eCalvary futhi wayehlukanisa phakathi kwethu ngomoya ongcwele. Amen. Akula muntu owake ngitsho wenelisa ukubuya ekucabangeni ngokothando lolo okwakuyilo lokho akwenzayo. USatan owake waba ngumnini ngenxa yokuwa esivandeni uyabotshwa futhi aphoselwe ecibini lomlilo. Isuku zakhe seziphelile. UJesu evangelini wayelezihloko ezini sakubamba lokho. Indodana kaDavida, indlalifa yesihlalo sobukhosi. Indodana kaAbraham, ukuphiwa ubukhosi. Indodana yomuntu, indlalifa yomhlaba. Indodana kaNkulunkulu, indlalifa ezintweni zonke, ukuphiwa ubukhosi. KuTestamente elidala, impahla zazingeke zigcinwe okwedlula iminyaka engamajumi amahlanu. Yayingeke ichabalaliswe kumnikazi wakuqala kodwa iminyaka engamajumi amahlanu. Futhi ngosuku lwamajumi amane wabhadala inhlawulo. Ngosuku lwamajumi amahlanu ukuhlengwa lamandla ayengawebandla alahlekayo esivandeni se-Edeni ahlengwa aphenduka futhi athunyelwa kithi ngobhabhathizo lukamoya ongcwele ngosuku lwamajumi amahlanu. Khona ke sadobha lokho umqulu, sadobha imiqulu ukuthi lumqulu wanikezwa njani esandleni sakhe. Ukuthi kanjani uJeremiya kuJeremiya 32:6 umza wakhe uHanamili wamchiyela ilifa elithile futhi babesiya ekuthunjweni lokho esiya kikho kanye laye lokhu kusa ukuthunjwa futhi kwakugcinwe esitsheni sebumba kutshengisa lapho amandla kaNkulunkulu lemiqulu lefihlo zikaNkulunkulu ziyaziwa enhlizweni. Icebo lethu lokuhlengwa okufanayo kubekwa ezitsheni zebumba ibizo likaJesu lesambulo. Siyathola ukuthi lokho kwananyekwa ngempawu eziyisikhombisa futhi uphawu ngalunye lwalugoqelwe. Futhi lapho isambulo sisiza wadonsa uphawu futhi waseqaqa lokho lokubala lokho lolophawu olwalukutsho. Khona-ke waqaqa olulandelayo umqulu futhi wabala lokho uphawu olwalukutsho. Waqaqa olulandelayo waludonsela phandle futhi wabona ukuthi lolo phawu luthini nalokho isambulo esasiyikho. Yikho kanye lokho impawu zethu eziyisikhombisa lezo esiza kuya kuzo ngesikhatshana siyathemba ukuthi lokho kuzakwenza. Uphawu ngalunye lapho lususwa ebhukwini luyathandululwa futhi lokho kuza kusitshengisa khona kanye okwathatha indawo. Siyafumana ukuthi kulezi sikhombisa okuhlanu ecebeni lokuhlenga, okuhlanu yinombolo. Futhi kunokuyisikhombisa okuhlanu, impawu eziyisikhombisa, imimoya eyisikhombisa, ingilozi eziyisikhombisa, impondo eziyisikhombisa, futhi lezikhathi zebandla eziyisikhombisa. Ngakho uyabona okuyisikhombisa okuhlanu ngumusa, okuhlanu ngumusa, lokuyisikhombisa ikuphelela. Ngakho kuquba ngokupheleleyo nje xa tubona kulungile. Njengalokho uphawu ngalunye luqaqa elizwini likaNkulunkulu luyambula emuntwini wesikhathi leso sikhathi esiphila kiso, umoya wesikhathi, ibandla lesikhathi. Izambulo 10 ekugcineni siyathola lapho uPawu lokugcina liyaqaqa, sithola ingilozi imile unyawo olulodwa emhlabathini nolulodwa olwandle lezandla zakhe phezulu ezulwini lomcilo wamakhosikazi phezulu kwekhanda lakhe. Engifunga ngaye ophila nini lanini ukuthi isikhathi sesiphelile lapho uPawu lokugcina. Futhi lindani size singene kuzo impawu futhi sibone lapho lolo Pawu olukhona. Emva kokuba usithole amaviki angamajumi ayisikhombisa, khona ke ubone lapho impawu ezikhona. Isikhathi sesiphelile, ukuhlengwa sokuphelile, useyisilwane, manje lo mahluleli. Ungumsindisi wakho lokhu kusa, kodwa ngolunye usuku uza kuba ngumahluleli wakho. esesi 8 kusiya kwesi 1 indima 14 yesahluko 5 yembula isikhathi sewundlu ukuba likhonzwe zonke ndawo ezulwini lasemhlabeni ibhuku elinanyekwe ngempawu eziyisikhombisa iwundlu elifaneleyo isihlobo esingumhleni. Futhi kusukela kundima 8 kusiya kwesi 14 ingilosi ziyamkhonza, abadala bayamkhonza, izidalwa eziphilayo ziyamkhonza. Futhi uJohane wamkhonza kakhulu waze wathi sonke isidalwa ezulwini emhlabeni ngaphansi komhlaba sangizwa ngisithi izibusiso, inkazimulo, amandla, inhlakanipho kungaba sewundlini. Isikhathi sokukhonzwa senkosi iwundlu manje ibandla selihambile. Khumbulani manje kasivuleni kuDanyeli lesahluko 9 lendima 1 kusiya kwesi 3 futhi ke sizakuthatha esi 20 kusiya kwesi 27 ngoba lowu nje ngumkhuleko kaDanyeli. Ngifuna ukuthi likubale lokhu njalo njalo kuviki yonke manje lize likubambe. Ngomnyaka wokuqala kaDiriwu indodana inzalo yamaMidi owenziwa inkosi phezulu kombuso wamaKhaldiya. Ngomnyaka wokuqala wokubusa mina, Danyeli sisa, ngazwisisa ngamabhuku ukuthi inani le inyaka lapho ilizwi likaNkulunkulu leza kuJeremiya umprofeti ukuthi uzagcwalisa iminyaka engamajumi ayisikhombisa ngokucithwa kweJerusalema. Manje elandelayo ngasengikhangelisa ubuso bami enkosini uNkulunkulu ukudinga ngomkhuleko langokunxusa lokuzila ukudla lesaka lokuzila lomlotha. Ngakhuleka enkosini uNkulunkulu futhi ngenza isivumo sami futhi waya eqhubeka lokuqhubeka kuze kuthi kathesi siyafika kundima 20. Ukulondoloza isikhathi abantu bemile ngifuna ukuthi lifike kwesi 20 size sifike phansi manje kundima yesi 20. Futhi lapho ngisakhuluma lokukhuleka lokuvuma isono sami lesono sabantu bami u-Israyeli futhi nginikeza ukunxusa kwami phambi kwenkosi uNkulunkulu wami ngokwentaba engcwele kaNkulunkulu wami. Kukanti lapho ngisakhuluma emkhulekweni indoda uGabriyeli lo engangimbonile embonweni ekuqaleni kuqala enziwa waphapha ngokuphangisa wangithinta phose ngesikhathi somnikelo wakusihlwa. Futhi wangazisa futhi wakhuluma lami futhi wathi, "Oh Daniel Gattis, ngiphumele ukuzokupha inhlakanipho lokuzwisisa pho kwakuza kuba njani aluba sasilapho." Wangifumana njani emkhulekweni? Ingilosi umuntu liyananzelela wambiza indoda futhi engo futhi ekuqaliseni kokunxusa kwami umlayo weza kuye ukuba ahambe futhi ngibuyile ukuzokutshengisa ngoba uyathandeka kakhulu nxa ngakho zwisisa leli ilizwi futhi uzwisise lombono. Amaviki angamachumi ayisikhombisa amiselwe abantu bakho futhi le dolobho lakho elingcwele kumbe idolobho lakho ukuqeda isiphambeko lokuphelelisa isono lokukhawula isiphambeko lokwenza ukubuyisana ngenxa yobubi lokungenisa ukulunga okungapheliyo lokunamathelisa umbono lesiprofeti lokugcoba indawo engcwele. Nanso isizathu esikasithupha sokubuya kwakhe. Manje nanzelela, manje ngalokho yazi futhi uzwisise, manje lalelani ukuthi kusukela ekuphumeni komlando wokubuyisa lokwakha iJerusalema kuze Mesiya inkosana kuza kuba ngamaviki ayisikhombisa, amaviki angamachumi ayisithupha lambili. Futhi isitalata siza kwakhiwa njalo futhi imiduli lasesikhathini sokuhlupheka. Emva kwamaviki angamachumi ayisithupha lambili uMesiya uza kuqunywa kodwa kungabi ngokwakhe. Futhi abantu benkosana bazakuza, inkosana ezakuza icithe idolobho lendawo engcwele lesiphetho sakho kuzakuba ngesikhukhula ekucineni kwempi kumiselwe incithakalo.
with Manny for 1 week, one of these 70 weeks.
Futhi uyaqinisa isivumelwano. Lalela, labanenge okweviki eyodwa. Enye yalawo amaviki angamachumi ayisikhombisa. La phakathi kweviki uza kubangela umhlatshelo lomnikelo kukhawule. Lokusabalala kwamanyala uza kwenza incithakalo kuze kube sekupheleni. Lokumisiweyo kuza kuthululwa phezu kwabacithiweyo. Manje nanso isifundo sethu okwemithathu elandelayo emine emihlanu imihlangano loba yini inkosi eza kwambula amachumi ayisikhombisa amaviki. Manje ngizacela uDoc nxa engathanda lobu busuku ukubeka ibhodi lami lapho ukuze kuthi ngenelise ukuyibhala. Angifuni likweqa. Manje kufanele ufunde kanye lami futhi ufundisise ngokujulileyo. Kungenjalo uzakweqa. Futhi ngifuna ukukudweba lapha ebhodini emnyama. Futhi ke lilethe amapenseli enu. Lamaphepha futhi libhale phansi insuku lezi, izikhathi lezi futhi lakho konke mayelana ngakho. Manje amaviki angamachumi ayisikhombisa ayaqala. Manje likubambe lokho emva ibandla selikhutshiwe. Manje wonke umuntu okuzwisayo lokho wothi amen. Manje emva kokuba ibandla selikhutshiwe, isambulo 6:1 kusiya kuzambulo 19:21 kuxhumene lamaviki angamachumi ayisikhombisa. Ngalokho kufanele sime futhi sicasise singakayi phambili. Kumele sime futhi sicasise kungani la maviki angamachumi ayisikhombisa, ngoba nxa ungeke uzakweqa lezo mpawu, uzakweqa lezo mpondo, uzakweqa lezo zitsha, lezo nhlupho, leyo mimoya emithathu engcolileyo njengamaxoxo omaye labo abathathu, ukuxotshwa komgobho obomvu owesifazana elangeni. Uzakweqa konke nxa ungasozi, ngoba kuthatha indawo khona lapha kumaviki angamachumi ayisikhombisa. Yikho lapha okuthatha indawo khona. Manje umprofeti uDaniel wayeseBhabhiloni okweminyaka engamachumi ayisithupha lesificamunwembili. Lina elifuna ukulonda ngemva lokho okuhambelanayo futhi lizicinele isikhathi leso engibelaso ekukhangeleni iminyaka engamachumi ayisithupha lesificamunwembili. Waya ekuthunjeni ngo BC 606. Futhi lapho umbono usiza kuye kwakungu BC 538. Kusukela ku 606 kuthiya amachumi ayisithupha lesificamunwembili. Amachumi ayisithupha lesificamunwembili eminyaka eseBhabhiloni phakathi kwamahedeni futhi elokho elokunqoba. Amen, thina asikwanisi ukuhlala ihola. Kodwa wayekhona kanye ngaphakathi engela muntu, kodwa abangane abathathu futhi labo besendaweni zombuso ezehlukeneyo. Kodwa uDaniel emile yedwa loNkulunkulu wagcina ukunqoba okweminyaka engamachumi ayisithupha lesificamunwembili. Cabanga ngakho, angifuni ukuqala ukuchumayela ngoba lokhu kufanele kube ngumbiko wokufundisa. Kodwa amachumi ayisithupha lesificamunwembili eminyaka wayegcine ukunqoba futhi wayengangcoliswanga phambi kwaNkulunkulu kungela bhaphathizo lukamoya ongcwele, kungela gazi likaJesu Kristu ukumnxusela. Ngegazi lenkunzi kuphela, lembuzi, lamathokazi ayelinikela ngasese ngenxa yemikhuba yamayedeni yalelo lizwe. Babe hanjiswe khonale uJeremia waprofetha ngabo ukuthi babe siya khona. Manje uDaniel, oh mina bo, wayeseqala ukubona ukuthi isikhathi sesisondele njengathi lamhlanje. Daniel waqala ukuzwisisa wathi ngokubalwa kwamabhuku. Futhi ngomnyaka wokuqala wokubusa Daniel ekubuseni mina, Daniel ngazwisisa ngamabhuku inani leminyaka. Ngalokho ilizwi lenkosi leza kuJeremia umprofeti ukuthi kumele kugcwaliswe iminyaka engamachumi ayisikhombisa encithakalo yeJerusalema. Jeremiah ngo BC 606 waprofeta ngenxa yezono zabo lokungabi lobuNkulunkulu ukuthi babeza kuba leminyaka engamachumi ayisikhombisa. Liyakhumbula kwakulomunye umprofeti owezayo ngalolo suku. Angikwanisi ukubiza ibizo lakhe. Ngalesi sikhathi ngingenelisa ukulibambela lona ngemizuzu emlutshwane nxa ngingakhangela emuva okwesikhatshana. Kodwa weza futhi wathi Jeremiah awuqondanga uNkulunkulu uza kugcina u-Israyeli kuphela phansi lapho okwezinsuku ezingako phose iminyaka emibili. Jeremiah wathi kakube njalo amen. Wathi kodwa mani okomzuzu makuthi wena lami sihlolisisane njengabaprofeti. Wathi khumbula bekulalabo abaprofetayo ngaphambi kwethu futhi bakhuluma izinto ezazingayisizo. Futhi uNkulunkulu wasebenza ngokukhuluma izinto ezingayisizo. Ngakho asibe leqiniso kodwa iNkosi uNkulunkulu ingitshelile kusase leminyaka engamachumi ayisikhombisa. UNkulunkulu wachaya lowo mprofeti, wamanga futhi wathatha impilo yakhe ngalowo mnyaka munye, ngoba uNkulunkulu wayetshele umprofeti weqiniso ukuthi kwakule minyaka engamachumi ayisikhombisa. Futhi ngifuna ukuthi linanzelele ukuthi kanjani uDanyeli kanti engumfokazi, kanti ekhutshwe ebantwini bakhe, ekhutshwe ebandleni lakhe, engelangitsho inkonzo yebandla eyodwa kungela bandla lokuya kulo. Kungelangitsho ingoma zokuhlatshelwa kodwa lezo azihlabela ngokwakhe phakathi kwakho konke lokho. Wayelokho ebambelele kulokho lomprofeti akuchoyo. Amen, amen. Kungela bandla lokuya kulo, kungela muntu wokudlelana la. Umuntu wonke wayesiya emathempelini amayedeni, umuntu wonke wayekhonza izithombe zabo. Kungela ngoma zesiKristu, kungela muntu owayekholwa into yinye ayekholwa. Futhi eminyakeni engamajumi ayisithupha lesifica munembili kusukela esaselijaha elingabapho seichumi lambili iminyaka elichumi lane ubudala, lapho ehanjiswa phansi lapho kwabambelela eqinisekile kuNkulunkulu futhi wazwisisa ngoJeremiah umprofeti ukuthi insuku zase sizagcwaliswa. Lokho kungaxwayisa kanjani inhliziyo yaloba nguphi umprofeti weqiniso kaNkulunkulu lamuhla ukuthi sikhangele ngemuva futhi sibone lokho lomprofeti akuchoyo futhi sibekwazi ukuthi sisesikhathini sokucina. Wathi ngazwisisa ngamabhuku ukuthi uJeremiah umfowethu eminenge iminyaka eminenge edluleyo u-Israyeli wayezahlala phansi lapha okweminyaka engamachumi ayisikhombisa futhi leso sikhathi sesiza kugcwaliseka. Futhi wazilungiselela futhi wamemezela ukuzila futhi wazingcwelisa futhi lapho imilotha lezigqoko zamasaka futhi wakugqoka phezu kwekhanda lakhe futhi waya ekuzileni lokukhuleka ukuzwisisa mayelana ngokuthi yiluphi usuku ababe phila kilo. Futhi nxa uDanyeli umprofeti wenkosi wayengadingisisa emabhukwini kaJeremiah futhi kumlethe endaweni enjalo ukuthi loba u-Israyeli ephuma bonke bephila bephuma eBhabhiloni bebuyela ezweni lekhaya, kwambangela ukuthi azile ngezigqoko zamasaka lomlotha. Kumele kukwenze kanganani ebandleni likaNkulunkulu ophilayo ukwazi ukuthi isikhathi siyaphela futhi kasisayi kuba khona, futhi ukubuya kwenkosi uJesu Kristu futhi le millennium enkulu isilungiselele ukungena.
How can we spend wasteless time?
Singasebenzisa kanjani isikhathi esingelamsebenzi sidlala amakhasi indawo zokubhukuthela ngesonto kungelasikhathi senkosi? Sigijima phansi nje nxa umalusi ekhuluma ngenye into okunye ongakuthandiyo uyasukuma futhi uphume phandle. Futhi nxa ibandla lihlala okwesikhathi eside ngani awusuthiseki. Khangela isimo sethu, khangela lokho esikwenzayo, fananisa impilo zethu lalowo mprofeti. Umuntu oyedwa embusweni opheleleyo kungela bandla lokuya kilo futhi kungela ngitsho loba ngapi okokuya khona. Ladilizelwa phansi futhi lachiswa idolobho lakhe, abantu bakhe baba yizithunjwa. iminyaka engamachumi ayisithupha lesificamunwembili amachumi ayisithupha lesificamunwembili amachumi ayisithupha lesificamunwembili amachumi ayisikhombisa wayeleminyaka emibili eseleyo ngakho lapho eqala ukubala ebhukwini futhi wabona ukuthi isikhathi sasisondele ekugcwalisekeni sigcwaliseke waya kuNkulunkulu emkhulekweni ukuyadingisisa ngakho
What are we doing when nations are breaking?
Kwakuyisikhathi bani kuyini esikwenzayo lapho izizwe zihlukana ulwandle luyahuba inhliziyo zabantu ziyehluleka ngokwesaba ukudideka kwesikhathi izinto zonke lezi umbhalo wesandla emdulwini ukucithakala kwemihlobo inhlobo zonke zobubi ziqhubeka emhlabeni lokuxabana lokulwa lokupopotelana Lezi khali zilenga ezindlini ezinkulu zendizamchina leso sizwe esincinyane esilingana leCuba phansi lapha singabhidliza umhlaba ngemizuzu elithumi futhi bona bepopotisana omunye lomunye abantu abangelabo uNkulunkulu abangamaziyo uNkulunkulu futhi bengawazi amandla akhe futhi lo moya ongcwele ebandleni uhamba phakathi kwabakhethiweyo ezitshengisa ephila emva kweminyaka eziyinkulungwane ezimbili ukuthi ungofana izolo lamuhla lanini nini singahlala kanjani ngobuvila singagijima kanjani ngaphezu kwakho isikhathi ukuba sizihlole sikhangele lelo hola elikhulu lisondela Manje wabala kuJeremia isahluko 25 asivuleni kuJeremia isahluko 25 futhi sibale lokho uJeremia ayeza kukhuluma khona asiqaleni kundima 8 ngoba ngifuna ukuba leqiniso ukuba liyakuthola indima 11 kulapho engabhala khona phansi lapha ukubala kodwa asiqaleni ngendima 8 Ngakho ke icho kanje inkosi yamabandla ngiyakuthanda lokho nje lapho ngisizwa umprofeti esukuma elo icho kanje inkosi uNkulunkulu mfowethu lokho yikho kimi kuyayiqeda indaba yikho konke icho kanje inkosi yamabandla ngenxa yokuthi aliwezwanga amazwi ami khangela ngiza kuthuma futhi ngithathe zonke imuli zasenyakatho icho inkosi futhi uNebukadnezari inkosi yeBhabhiloni inceku yami futhi iza kubaletha njalo bemelana laleli lizwe futhi bemelana labathi leyo kilo futhi bemelana lazo zonke izizwe enhlangothi zonke futhi ngiza kuba chabalalisa khumbula bona babengabakhethiweyo bakaNkulunkulu labo akhuluma ngabo labo babengayisibo abangakholwayo lawo kwakungamalunga ebandla Phezu kwalokho ngiza kususa kubo ilizwi lenjabulo ilizwi lentokozo njengalokho esilakho lamuhla yonke irock le roll Ricky lo Elvis futhi ilizwi lomyeni ilizwi lenyoni kumbe umlobokazi bengisitsho umsindo welitshe lokucola ubukhanya kwekhandlela futhi lonke leli lizwe liza kuba incithakalo Zwana lowo umprofeti ememeza ilizwe lonke leli liza kuba yincithakalo
I'm not to impersonate this great servant of God but I prophesy
futhi kungayisikho ukulingisela linceku enkulu kaNkulunkulu kodwa ngiyaprofeta ukuthi lesi sizwe sonke siza kuba yincithakalo uNkulunkulu uzajezisa lesi sizwe ngezono zalo Nga uNkulunkulu wayengavumeli uIsrayeli abakhethiweyo bakhe inzalo kaAbrahama lo ayenza isivumelwano lesithembiso kanye laye nga wayengeke abajiye beqhubeka ngokwenza okubi lanxa babengabe enkolo ngokugcweleyo belamabandla amakhulu labapriesti laborabi kodwa ngenxa yokungaziphathi lezinto phakathi kwabo futhi uNkulunkulu wabenza bavuna lokho abakuhlanyelayo ngakho lathi siza kuthola Indima 11 ilizwe lonke leli liyakuba incithakalo futhi lesimangaliso lokho ukuthi wonke umuntu uyakukhangela nje futhi athi nampo ke babe bakhulu kangako bakhangeleni kaThesi futhi izizwe lezi zizasebenzela inkosi yaseBhabhiloni okweminyaka engamachumi ayisikhombisa. Lelo libanga lempilo yonke, yikho lapha owakho omdala umama obusisiweyo wayesasengumntwana. Babe phakathi lapho bengela uNkulunkulu, bengela bandla, bengela ngoma, bengela lutho okwesizukulwane esicweleyo, kwaze kwathi sonke leso sizukulwane esonayo safa saphela. Futhi kuza kuthi lapho iminyaka engamachumi ayisikhombisa isicwalisekile, ngizajezisa inkosi yeBhabhiloni futhi leso sizwe, itsho inkosi, ngobubi babo lelizwe lamaKhaldiya, futhi ngilenze libe yincithakalo engapheliyo. Futhi ngilethe phezu kwalelo lizwe wonke amazwi ami onke engiwamemezele ngalo, loba bonke okulotshiweyo kuleli bhuku uJeremiya aliprofitileyo emelana lezizwe zonke. Ngoba izizwe ezinenge lamakhosi amakhulu bazazisebenzela ngokwabo ngokwabo, ngabo njalo futhi ngizabaphindisela njengokwenza kwabo langokwamazwi abo awezandla zabo. For thus saith the Lord God of Israel unto me. Ngoba icho kanje inkosi uNkulunkulu kaIsrayeli, ngimithatha inkomitsho yewayini yolaka esandleni sami, futhi wenze zonke izizwe kulezo engiza kuthuma kuzo zinathe kiyo. Ngamanye amazwi Jeremiah, ngikuphe lumbiko, ungahlali uthule, ungahlali endaweni eyodwa, kodwa profeta ezizweni zonke. Liyakulandela, profeta ezizweni zonke, ngitshengise izibonakaliso zami lezimangaliso, futhi ngibenze babekwazi ukuthi ngiyeza ukuzokwenza lokho. Futhi zizanatha, futhi zidiyazele, futhi zihlanye ngenxa yelizwi engiza kulithuma phakathi kwabo. Kuyini abakwenzayo kulo lona lolo suku? Bakubiza wena umprofeti wamanga, bakubize wena umyekethisi, bakubize odlulisa amalawulo, isanusi, kumbe umphuphi wamaphupho, kumbe olunye uhlobo olubamba imicabango yabantu. Baza kuhlanya, futhi ilizwi ukuhlanya nxa ungeluhlukanisa litsho ukuhlanya. Baza hlanya futhi bathi, ah, lingalaleli kulowo mgiqiki ongcwele, lowo umbhedo, ngenxa yelizwi engizalithumela phakathi kwabo. Liyabona imbali iziphinda. UJeremiya wayengavumelani labafarisi babo, abasadusi, amaHerodi, loba yini ababengaba yikho. Yena waveza ilizwi egcekeni futhi labenza bonke bamhlanyela. Ini manje nanzelela, futhi ke ngasengithatha inkezo esandleni senkosi, futhi ngenza izizwe zonke zayinatha. UJeremiya akazange ahlale ngekhaya, uJeremiya akazange ahlale endaweni eyodwa encinyane, kodwa wenza izizwe zonke zayinatha kibo labo inkosi engithume kibo. UJeremiya wathatha ilizwi lenkosi, iwayini yelizwi lakhe, futhi iwayini ngamandla elizwi lakhe. Iwayini ilamandla, iwayini liyadaka, iwayini ilamandla ngemva kwayo. Futhi ngithethe ilizwi lenkosi, watsho uJeremiya, futhi ngalibonakalisa iwayini amandla aphakathi kwalo, ngawasebenzisa phambi kwalo, futhi babengakuzwa. UNkulunkulu wathi, khona-ke ngizabathumela okweminyaka engamachumi ayisikhombisa eBhabhiloni. Yikho nje lokho akwenzayo, abalungileyo labangalunganga bahamba ngokufanayo. Manje sibuyele esifundweni. UDaniel wayebala, cabanga nje, uDaniel wabala amazwi afanayo esiwabalayo kulokho kusa. UDaniel wabala iBhayibheli elifanayo, lokuphawula kwamabala okufanayo, imitsho efanayo, izinto ezifanayo engiza ngosizo lukaNkulunkulu. Zibala kini embikweni emlutshwana elandelayo, into efanayo ukulitshengisa ukuthi sisesikhathini sokucina. Take
Futhi uDaniel ethatha ilizwi kuJeremia uya phansi eBabiloni futhi wayengumprofeti ogcotshiweyo. Futhi wenza izimanga, isibonakaliso, wayechasisa indimi ezingaziwayo. Futhi wenza izibonakaliso lezimanga phakathi kwabo, kukanti emile eyedwa ngokwakhe, amen, wema eyedwa. Kodwa uJeremia wayebhale amazwi lawa iminyaka eminingi nengi ngaphambili futhi uDaniel echasisa ilizwi. Wathola wothi manje mana okomzuzu siza duzane lesikhathi sokugcina ngoba bengivele ngiphansi lapha iminyaka engamajumi ayisithupha lesificamunwembili. Futhi umprofeti wenkosi amen umfowethu, umprofeti weqiniso kaNkulunkulu owazitshengisela ukuba nguprofeti waprofeta kithi. Ngilakho kulotshiwe lapha ebhukwini elathi iminyaka engamajumi ayisikhombisa izagcwaliswa, onkosi Nkulunkulu sisondela ekugcineni. Sonke leso sizukulwane sesafa kuyini ozakwenzeka kathesi, nkosi wathembisa ukusithumela futhi wazihlela ukukhuleka. Oh Nkulunkulu, nxa kwake kwaba lesikhathi okufanele sizihlele ukukhuleka kukathesi. Ngoba thina njengenceku yakhe yeqiniso siyabona ngezincwadi zabapostoli, ngezixwayiso zikamoya ongcwele ukuthi sisesukwini lokugcina. Umoya ongcwele uyakhuluma ukuthi ensukwini zokugcina abantu baza kuba ngabalamawala, abazikhukhumezayo, abathanda intokozo kunokuthanda uNkulunkulu, abephula izithembiso, abamangaleli bamanga, abangasuthisekiyo, labayeyisa abalungileyo. Ngiyazwisisa ngencwadi futhi ngiyazwisisa ukuthi kuzakuza abahle kusulu osukwini lokugcina. Ngiyazwisisa ukuthi kuzakuba lesizwe simelana lesizwe osukwini lokugcina. Ngiyazwisisa ukuthi kuzakuba lamagagasi amakhulu osukwini lokugcina. Ngiyazwisisa ukuthi kuzakuba khona ukubonakala kokwesabisayo njengenkanyiso eziphaphayo emkhathini, ukubonakala kokungazwisisekiyo futhi inhliziyo zabantu zizakwehluleka ngokwesaba. Kuzakuba lokudideka kwesikhathi futhi lokukhathazeka phakathi kwabantu. Ngiyabala ukuthi baza kungena bonke kuzinhlanganiso lenhlanganiso zamasonto futhi babe lokumanyana osukwini lokugcina. Ngiyazwisisa ukuthi abafazi bazagela inwele zabo osukwini lokugcina. Ngiyazwisisa bazagqoka izigqoko ezimfitshane futhi bahambe ngezicathulo ezilezithende eziphakemeyo, bacicetha lapho behamba osukwini lokugcina. Ngiyazwisisa ukuthi umdlozela uzabe uphansi kakhulu esukwini lokugcina. Ngiyazwisisa ukuthi abachumayeli baza kuba ngabelusi bamanga osukwini lokugcina, abaza kuyekethisa futhi kabasoze bafunze abantu ilizwi likaNkulunkulu, kodwa baza kulandelela izivumo nkolo lezinto kula lokho. Kodwa ngiyazwisisa kuza kuba lelizwi eliza kuza ensukwini zokugcina limemeza enkangala, libiza abantu ukuba babuyele kumbiko wakuqala, kubuyelwe ezintweni zikaNkulunkulu. Ngiyazwisisa ngebhuku izinto lezo zizathatha indawo. Ngiyazwisisa ukuthi ensukwini zokugcina kuza kuza indlala, amabandla aza kuba ezihlelile sibili futhi egxilekile sibili lakho konke, ukuthi ensukwini zokugcina kuza kuza indlala futhi kayisoze ibe ngeyesinkwa lamanzi kuphela, kodwa eyokuzwa ilizwi leqiniso likaNkulunkulu. Futhi abantu baza kuhamba bevela empumalanga, bevela entshonalanga, bevela enyakatho laseningizimu bedinga ukuzwa ilizwi leqiniso likaNkulunkulu. Kodwa amabandla aza kuba ezihlelile kangako futhi ezibophe mfi okokuthi baza kwehluleka ukuzwa. Ngiyakuzwisa lokho ngamabhuku. Kodwa ngalolo suku oNkulunkulu kuza kuba logatsha oluzaphuma luvela kuDavida. Ngiyazwisisa ukuthi uzathumela u-Elijah lolo suku lungakezi esikhathini sokugcina, futhi uza kuba lo mbiko oza kuphendula inhliziyo zabantwana zibuyele kubo baba, ziphendulwe kokwasekuqaleni, zibuyele njalo ekugcineni futhi ziqalise.
Ngiyazwisisa lokho kuzathatha indawo nje umoya ungakathi ibandla labezizwe ukubuyela kubaJuda.
And I don't understand by only by letter. I do by the word, by the written word.
Futhi kangizwisisi kuphela ngencwadi, ngizwisisa ngelizwi, ngelizwi elilotshiweyo ukuthi uIsrayeli uzabuyela elizweni lakibo, futhi ngiyambona engena. Ngizwisisa ngezincwadi zabaprofeti ukuthi uIsrayeli uzakuba yisizwe, baza kumisa kakutsha inkonzo yethempeli. Nkulunkulu uzakuya ekusebenzeni naye njalo lapho esiza ezweni lakibo. Oh, abaprofeti ababili baza kuphakama ensukwini zokugcina kanye labo. Ngiyakuzwisisa lokho. Lapho nje ibandla labezizwe liphuma, abaprofeti ababili bazafika, u-Elisha loMose ku-Israyeli. Siza kuthola lapho sisiya. Umprofeti wabona isikhathi sesigcwaliseka phansi lapho eBhabhiloni. Kulungile. UGabriel uyabonakala ukwambula kungesilokho kuphela ayebuza ngakho, kodwa ukumtshela yonke indlela usehla lokho okwakumiselwe usendo lwabaJuda, yonke indlela kusiya ekupheleni. Amen. Wabuza kancinyane futhi wathola into yonke, wabuzela ukuba kwazi nje. UDaniel wayezama ukwazi kusele isikhathi esinganani inkosi esikhona kathesi. UJeremiah umprofeti, inceku yakho umfowethu useprofete iminyaka engamajumi ayisithupha lesicamunwembili edluleyo, futhi wathi kule minyaka engamajumi ayisikhombisa abantu laba abaza kuyihlala phakathi lapha, sonke isizukulwane esidala sesipho sesaphela kathesi. Kulesi zukulwane esidala sePentecost esaphakamayo iminyaka engamajumi amane edluleyo, abalwi abadala babebizwa njalo. Benza inhlanganiso futhi bachaya futhi bapopota konke phansi entabeni eHorebhu leNebho, konke kudlula lapho, kodwa ekucineni sisemfuleni kathesi. Uza kuvusa okutsha elo Joshua ukubacaphisa. Umthetho wehluleka, uMose wahamba kanye lawo, uMose wehluleka, uJoshua wabacaphisa. Siyathola ukuthi inhlanganiso zehlulekile, kodwa umoya kaNkulunkulu uJoshua, ibala uJoshua litsho uJesu umsindisi wethu, ukuthi umoya ongcwele uzabuya ebandleni, hatshi inhlanganiso, kodwa umoya ongcwele uzangena phakathi kwabantu futhi alenze lilungiselele ukuya phezulu licaphe iJordani. Ngiyazwisisa ngokubala kwamabhuku ukuthi yikho lokho okuzathatha indawo, futhi uNkulunkulu uyakwazi yikho lokho engikudingayo kathesi ukuthi ngingaduduza abantu bakhe futhi ngibatshele lokho okuzayo. Bonke lapha lokhu kusa futhi phandle emazweni lawa amathepu aza kuya khona emhlabeni jikelele ukuthi sesisesikhathini sokucina. Wembula yonke indlela kwaze kwathi umbuso wabuyiselwa ngokupheleleyo, futhi imillennium yangena phakathi. Lo kwakungumbiko kaGabriyeli. Wathi, ngize ukuzokutshela ukuthi kule minyaka engamajumi ayisikhombisa, amavili angamajumi ayisikhombisa asasekhona amiselwe phezulu kwabantu bakho, amiselwe kuze kube sekucineni kwesizukulwane sabaJuda kulamavili angamajumi ayisikhombisa. Manje khangela lokhu akuchoyo ukuthi manje kusukela ekuphumeni ukuya buyisela amajumi ayisikhombisa amaviki amiselwe phezulu kwabantu bakho laphezulu kwelakho idolobho. Idolobho lakho iBhabhiloni lalingayisilo idolobho lakhe. Ngubani? Lalingapi idolobho lakhe? Jerusalema. Manje lapho sifika kusikhombisa kumbe isiqiniseko esiphethwe kasithupha, sizathola ukuthi idolobho lelo yiliphi, futhi sikulethe phansi futhi sifakaze ukuthi lalingubani, lasungulwa ngubani, lapho elavela khona. Liza kuma kuze kube nini? Liza kwakhiwa kakutsha na? Kusiphi isikhathi? Oh, izinto ezinkulu ziyibekelwe thina. Kulungile. Amachumi ayisikhombisa amavili amiselwe phezulu kwabantu bakho laphezulu kwelakho idolobho ukuqeda isiphambeko. Manje akazange athi Daniel akula kuthandabuza, kodwa lokho ukuthi wamtshela ukuthi amavika ngamajumi ayisikhombisa aye, ngitsho ukuthi iminyaka engamajumi ayisikhombisa yayizaphela amajumi ayisithupha lesificamunwembili, kusele nje iminyaka emibili. Futhi siyathola ukuthi isiprofeti sikaJeremiah sachaya khona kanye nje iminyaka emibili eyalandelayo baphuma. UNehemiya wahamba wathola umlayo enkosini futhi wakha umduli ezikhathini zenhlupheko wasebenza wathi umduli lalela kulokho ukuqeda isiphambeko ukukhawula isono ukuqeda isono kubani amaJuda amiselwe phezulu kwabantu bakho hathi phezulu kwabezizwe phezulu kwabantu bakho abaJuda futhi le dolobho lakho hathi iNew York hathi iBoston iPhiladelphia iChicago iLos Angeles iRome kodwa phezulu kwedolobho lakho iJerusalema
And to finish the transgression, make an end of sin.
Lokuqeda isiphambeko ukukhawuleza isono ukubuyisana ngenxa yobubi lokuletha ukulunga okungapheliyo lokunameka umbono lesiprofetho lokugcoba ingcwele ngcwele khangela yazi ke futhi uzwisise ukuthi kusukela ekuphumeni komlayo ukubuyisela lokwakha kutsha iJerusalema okwakulidolobho lakhe kusiya mesiya inkosana kuza kuba isikhombisa okwamachumi ayisikhombisa amaviki lindani size singene kulokho o mina bo leso yisibusiso enye ngiza kuzitholela intambo futhi ngizibophele endaweni lapha Wakwambula indlela yonke kusehla phansi wathi kangiyikukutshela kuphela kathesi ukuthi yona iminyaka emibili nje isiphose iza kuphela ukugcwaliswa futhi siyakwazi sonke ukuthi bahlala khona kanye iminyaka engamajumi ayisikhombisa futhi baphuma khona kanye lokho umprophet akuchoyo futhi uIsaiah kumbe ngitsho uDaniel wakholwa umprophet lo ngakho nangu elapha elungele Kulungile futhi wa futhi kathesi lapho uGabriel efika wathi ngize ukukutshengisa yonke indlela ukukwambulela lezi izinto ukuthi yonke indlela kuze kube sekupheleni bona Khangela amanyala azakwenza kube incithakalo kuze kube sekupheleni ukuphela yikugcina kwezinto zonke Ngiza kutshengisa lokho okuza kwenzakala. Manje lalelani kutholeni. Mina Daniel ngithunyiwe uthandiwe ezulwini futhi ngizwile imikhuleko yakho futhi ngibuye phansi kathesi ukukutshela lokho okumiselwe abajuda leJerusalema kusukela khona kathesi kuze kube sekucineni kokuphela into yonke. Manje liyazwisisa klasi na. Nga singathola lokho amavike ngamajumi ayisikhombisa ayikho. Siyakwazi ukubana ukuphela kunini. Oh mina bo uNkulunkulu sisize ukuba kwazi. Kuyazitshela khona kanye kwenye indawo. Kulawa ma-page khona kanye. Sukela kuleso sikhathi kuze kube kulesi sikhathi. Kuze kube sekupheleni futhi. Akusoze kukweqe langomzuzu owodwa. Okuthi kanjani ilizwi elikhulu likaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu esenza umhlaba wawubeka ekuzungezeni. Futhi ngangitshumayela ngobunye ubusuku. Ubusuku bangesonto ukuthi akula lutho olwahlulekayo. Ngani lomhlaba ujibilika ngokupheleleyo baze bakutshele khona kanye lapho ilanga lenyanga okuza kwedlula khona iminyaka engamajumi amabili kusukela lamuhla kuze kuyefika umzuzu wona kanye angeke ngilitshele lo bangayiphi inkomba sikhathi esilayo emhlabeni iyalahla emibili kumbe emithathu imizuzu ngenyanga kumbe ingezelele emibili kumbe emithathu imizuzu okukhulu esilakho
we can't make nothing that perfect
Asingeke senze ulutho olupheleleyo kanjalo ngoba kulento eyodwa epheleleyo nguNkulunkulu futhi uNkulunkulu lelizwi lakhe kuyafana ngakho ilizwi likaNkulunkulu liphelele futhi nxa singathola izinsuku lezi sizathola khona kanye lapho ukuphela okuza kuba khona liyakuthola na kumiselwe kuze kube sekupheleni Indima 24 Abantu bakho le dolobho lakho elingcwele okuyiJerusalema ngile 21 indima 24 lapha uJesu wakhombela kulokho kuMateyu 24 manje umfowethu Collins nxa elapha lokhu kusa angazi loba ukhona kumbe akakho emibuzweni ngobunye ubusuku wabuza umbuzo ngithemba kulungile kimi ukubana ngikutsho umfowethu Collins mayelana ngamanyala enza incithakalo bona lokho okwakukutsho uJesu wakhuluma ngakho kuMateyu isahluko 24 futhi siyafumana yebo Mateyu 24:15. Manje mangithathe nje lokho khona masinyane ukuze libone lokho uJesu ekhuluma ngokwento efanayo lapho ekhombela emuva kuDanyeli. Mateyu 24:15. Gini elibhala phansi. Ngifuna lina ngamunye wenu manje ikakhulu lobu busuku lesonto elandelayo. Lethani amapensili lamaphepha ngoba siya ngaphandle lile tape 24 lendima yes 15.
And when ye therefore shall see the
Futhi lapho libona amanyala encithakalo akhulunywa nguDanyeli umprofeti. Cabanga, lawa ngamakhulu amane, lamajumi ayisificamunwembili lantathu, amane amahlanu iminyaka engamajumi ayisificamunwembili lesithupha, phambi kokuba kufike, iminyaka engamakhulu amane lamajumi ayisificamunwembili lesithupha, phambi kokuba kufike. Daniel umprofeti emile endaweni engcwele. Manje khangela eBhayibhelini lakho. Kuphakathi kophawu lwezibayo loba ngubani obalayo makazwisise. Manje ukhuluma labaJuda bafuna ukuba kwazi uthini mayelana ngethempeli leli. Liyakubhidlizwa nini na liyakwakhiwa kakutsha nini na kunini lapho okuzakuza khona isikhathi leso okungasoze kube lelitshe elilodwa phezu kwelinye kuza kuthatha isikhathi eside okunganani. Wathi lapho libona amanyala lawo enza incithakalo emile lapho. UDaniel wama endaweni engcwele. Wathi lapho libona lokhu kusenzakala, manje makuthi lo obalayo azwisise lokho akhuluma ngakho. Yiso isizathu sikhuleka kuNkulunkulu ukukwenza lokho kuphelele, ukuthi akusoze kube lelilodwa ithunzi lokuthandabuza. Ngoba akufanelanga ukuthi sibeke incazelo yethu kulezo zinto, kumele kubuye ngo icho kanje inkosi. Ngakho ngikuthiya khona lapho ngize ngizwisise, wembula izinto zonke kuyo lawo manyala. Futhi khumbula kulomutsho okabili, njengokuthi biza indodana yami iphume eGibhithe, njengo-Israyeli ebizwa kwabanjalo lakuJesu indodana yakhe yabizwa. Futhi lokho kuza kuba yikho kanye okuzathatha indawo. Kuqiniseke njengoba ngimile lapha, futhi wakwenza ngendlela ethize, futhi esekwenze konke kwafihlakala, konke kwafihlakala ebandleni. Oh, lapho sisehla phansi kulokho, kulokho kuzwisisa okuphethwe kasithupha, ukuthi ukwenze njani konke lokho kwafihlwa ebandleni ukuze ibandla liza kuba likukhangele wonke umzuzu. Babengakwazi ukuthi wayeza kuza nini, kodwa kathesi isikhathi sebandla sesiphose siphela. Ngakho nje sesilungele kathesi ukubuya, siyalungiselela nje. Lo ngowodwa umbhalo oqakathekileyo kakhulu ebhukwini. Kuyini okwenzayo? Ukhuluma ngokuvala kwesizwe sakoJuda, abantu bamaJuda. Lo mbhalo amavika ngamajumi ayisikhombisa uyaveza futhi ukhulume khona kanye kusukela esikhathini leso uDaniel aqala khona kuze kube sekucineni kokuphela. Kungesinye senkomba yesikhathi esikhulu bangaka abakwaziyo ngisithi, nxa ufuna ukuba kwazi ukuthi yiluphi usuku lweviki oluyilo, khangelani ekhalenda. Nxa ufuna ukuba kwazi ukuthi yisiphi isikhathi esiphila kiso, khangela amaJuda. Kunjalo nanso ikhalenda kaNkulunkulu ethethwe ivela khona lapha. Loba yisiphi isazi senkolo, loba nguphi umfundi weBhayibheli, loba ngubani uza kutshela ukuthi le inkomba yesikhathi amaJuda. Manje sile sikhathi esinganani nje sesi abantu kuyachisa. Akula lutho lokwenza labezizwe. Lezi impawu eziyisikhombisa, inhlupho eziyisikhombisa, omaye abayisikhombisa, impondo eziyisikhombisa, azila lokugodwa okokwenza ibandla labezizwe liza kuba selisenkazimulweni ngaleso sikhathi. Akula lutho lokwenza lathi ibandla labezizwe kusebenza lo Israyeli kuphela. Daniel abantu bakho le Jerusalema. Manje futhi kuveza amaqiniso okuthi uNkulunkulu usebenza lamaJuda kuphela lapho besezweni lakibo. Haleluya. Nanko la engicabanga ukuthi kwachaya umkantsho khona lapho. Bahlezi bezama ukuvumela kusukela ngesikhathi leso uIsrayeli ayekhona ngaso ngesikhathi sikaDaniel. Futhi omunye umlobi omkhulu ngoba ngiyazi abanye baba landeli bakhe bahlezi lapha angiyikukutsho kodwa yiso isizathu babe lezinto zonke lezi zamanga belikwazi na ukuthi ama Millerites bengakabi ngama Seventh Day Adventist lokho abakwenzayo phezulu lapha ngo 1919 bathola impiko zabo lonke la kubona ephepheni iCareer futhi bafika lapha ukuba baphaphe nga lokho kusa Loko kwakuyikuthatha amaviki kaDaniel angamajumi ayisikhombisa. Aha, Millerai. Kona ke phambidlana ngonkosikazi Ellen White okwakungumprofetikazi wabo. Baphenduka futhi bazibiza iSeventh Day Adventist futhi manje sebetshintshe ibizo labo laba yiVoice of Prophecy bona amabizo amathathu ehlukeneyo awenkolo yinye yamanga. Manje kodwa babe phambukile ngoba babe zama ukubeka lawo maviki angamajumi ayisikhombisa kubo bonke amajuda labezizwe futhi uthi lapha kungokwabantu bakho futhi uNkulunkulu akaze asebenze lamajuda phandle kwePalestina futhi lapho uMesiya kwelamajumi ayisikhombisa lamaviki amabili Waqunywa kungesikho ngokwakhe ngenxa yethu waqunywa uIsrayeli wahlakazeka futhi akazi ngitsho waphenduka ezweni lakibo kwaze kwaba yiminyaka emilutshwane yokugcina Ngakho isikhathi sasingabalwa phakathi lapho okwesikhathi sebandla ngiyakuthola na kwakungasoze kube ngu 1919 Ngingatshengisa enye into yenzakala ngo-1919. Kodwa kulapho leyo ngilozi, umbiko wengilozi yesithathu, yachaya futhi umaye waphuma khona kanye. Kodwa kwakungayisikho kulapho impi isima ngendlela engazwisekiyo. Sithola lokho kusahluko 7. Lapho sifika kikho, lapho sifika kusahluko 7. Lonke la ngizwa ngichumayela lokho izikhathi eziningi. Bona lapho umbiko wengilozi usithi bamba imimoya emine yomhlaba size sibeke amajuda uphawu izinceku futhi manje bayaqhubeka belindele kwaze kwathi sonke isikhathi sabezizwe saphuma khona ke lapho engena phakathi khona ke uyabeka uphawu amajuda inkulungwane elikhulu lamajumi amane lane amkela umoya ongcwele Nanso inkulungwane elikhulu lamachumi amane lane bebekwa uphawu isambulo 7 libalile futhi ngabona inani elikhulu livele selisezulwini uJohane wabona kuyo yonke imihlobo indimi lesizwe futhi bamaphambi kukaNkulunkulu belamahlamvu elala esandleni zabo futhi begqoke izambatho ezimhlophe behlabelela haleluya amen dumo inhlakanipho inhlonipho ubukhulu amandla Kube kuNkulunkulu wethu kuze kube nini lanini. Amen. Bayamemeza. UJohane wayengeke azwisise lapho kodwa wakhangela emuva futhi wabona entabeni iSinayi dumo inkulungwane elikhulu lamajumi amane lane ababengangcoliswanga ngabesifazana amajuda abesifazana amabandla. Babengajoyinanga izinhlanganiso Lutheran Methodist Baptist le Presbyterian. Kodwa babengamajuda kusukela ekuqaleni Orthodox futhi babe le tempeli labo lapho bekhonza entabeni iSinayi. Leyo inkulungwane elikhulu lamajumi amane lane. Lokho kungemva kwalokho ibandla selisenkazimulweni bona. Ngakho uMnu Smith wayephambukile kwakufanele kube njalo ngoba liza kubeka kanjani lokho phansi lapha ku-1919 likhuphe inkulungwane elikhulu lamachumi amane lane phandle khona ke usuphendukile eRaselite njalo bona khona ke usuphendukile kanye emfundiseni yeRaselite ukuthi uJesu wabuya ngo-1914 1919 wathatha ibandla lakhe Futhi kates ungumzimba ofihlakeleyo uhamba emhlabeni vusa usiya ethuneni likagogo lelikakhulu futhi ebavusa bonke ababengama Raselite umbhedo akwenza ingqondo elizwini akusoze kuphume kuhle hatshi numzana akungeke kodwa uNkulunkulu uleqiniso futhi uNkulunkulu ngulo ongalambula futhi alibeke phakathi lapho futhi alijengise kanye kithi bona ngiyakholwa ukuthi uza kwenza angilazi Ngilitshela iqiniso. Kangazi kodwa ngiyakhola. Ngiyakhola ukuthi uza kuyenza. Ngakho uyabona uNkulunkulu akaze asebenze lamajuda. Ngifuna likugcine lokho engqondweni. Ingqe kuphela uIsrayeli. Yikho lapho engizama ukutshela lumfo wethu ohlezi lapho okhuluma ngokuya ko-Israyeli, hlala khatshana lo-Israyeli, hlala khatshana layo, lonke lina bantu elikhuluma ngokuphendukisa amaJuda. Umbiko lo ungakapheli, ngizabona kuyi-itsho kanje inkosi, ngelizwi langomoya u-Israyeli uza kuphendukiswa, isizwe sonke ngobusuku bunye, iBhayibheli latsho njalo. Kodwa ivangeli alikho ngitsho kibo. Kulamagwelegwele amalutshwane abaphandle lokunjalo njengalokhu abangenayo futhi ngaphandle komzimba omkhulu wamaJuda lo ongenayo futhi usindiswe kuliqiniso ngiyakukholwa lokho ngenhliziyo yami yonke kodwa khumbula ingqe kuphela u-Israyeli ephandle kwelizwe labo abangeke basindiswe manje sebebuyela futhi bazasindiswa bonke isizwe sonke ngosuku lunye iBhayibheli latsho njalo usuku lunye luzaletha ngokugcweleyo u-Israyeli wonke ebuyele kuNkulunkulu kuza kuba khona into elamandla ezatshaya u-Israyeli ezinye zalezi nsuku kuze kunyikinye isizwe sonke lo mprofeti wamemeza futhi wathi ngosuku lunye ukwenzile lokho ngosuku lunye baza kubona kuza kuba lento elamandla umbono wami kuza kuba ngumprofeti olamandla ozaphakama futhi ame phambi kwa-Israyeli futhi abafakazele ukuthi lo Mesiya ulokhu ephila lo Mesiya abamlahlayo bona bebala lelo Bhayibheli elincinyane manje iBhayibheli ka-Israyeli balibala kusukela emuva besiya phambili indlela abalibala ngayo futhi liyakwazi ukuthi ulimi lwesiJuda lulotshwe njani futhi lapho belibala lona futhi babala lokho uLewi Petrus akuthumela kibo amaBhayibheli ayisigidi bathi nxa uJesu lo kwakuyiwo amaJuda alethwayo evela phansi e-Iran futhi phansi phakathi lapho bengakaze bezwe ngokwento enjengomesiya futhi lapho belungiselela ukuphenduka ezweni lakibo ngani babengelakungena kulezo ndizamtshina babe lokho belima ngamakhuba akudala la kubala kuLuke magazine bangaki ababala zona izindatshana kuLuke le Times magazine ngani sibili la kubala bona babengelakungena khona lapho lo rabbi omdala wamaphandle lapho futhi wathi khumbula umprofeti wethu wathi sizabuyela ezweni lakithi empikweni zengqungqulu haleluya izizwe ziyehlukana u-Israyeli uyavuka izibonakaliso iBhayibheli elazi khuluma ngaphambili insuku zabezizwe zibaliwe ngokusindwa lusizi olukhulu buyelani olina elihlakazekileyo kwabakini kungcono libe livuka selikuzwe lakuzwa kodwa kuza kuba ngokwesikhathi sokugcina ezinye zalezi nsuku u-Israyeli uyabuyela elizweni lakibo lolo suku uNkulunkulu amisela u-Israyeli ukuba yisizwe yilo usuku okungasoze kube lomunye owezizwe oza kusindiswa ngiza kutshengisa lokho ngalawa maviki angamachumi ayisikhombisa nxa ngingathola zona izinsuku ngiza kuya ukuthatha amakhalenda ezinkanyezi le kaJulian okwezinkanyezi le yesiRoma lamanye awo wonke kulamanye amanenge kwenye indawo kulenye into uNkulunkulu uyazi ngakho futhi uyenelisa ukukwambula bona ngiyazi ikhalenda kaJulian ilezi nsuku ezingamakhulu amathathu lamajumi ayisithupha lanhlanu lokukodwa phakathi kokune kosuku eminyakeni ngakho wonke asanga nesekile kodwa kuleqiniso kwenye indawo ngibona amabandla amanenge kangako inhlanganiso ezinenge kangako abantu abanenge kangako behamba ngaleyi labanye sakubona Maria futhi abanye bekhonza lokho lalokho lokunye kumele kube leqiniso kwenye indawo kumele kube loNkulunkulu kwenye indawo kumele kube lombiko kwenye indawo ngibona abaprofeti bamanga bephakama besenza njengabadalulayo lezinye zonke inhlobo zezinto zisenzakala khona-ke kumele kube loqotho lapho kwenye indawo isiphamaso esenziwe ngakho ngibona abantu bengena enyameni futhi bememeza futhi beqhubeka futhi bephuma phandle bephila yonke inhlobo yempilo kufanele kube lomoya ongcwele oqotho lapho kwenye indawo ngibona abantu besenza okwenkolo lokunjalo futhi bezama ukuzenza abangcwele ngiyakwazi kulo nkulunkulu oqotho kwenye indawo kulo moya oqotho kwenye indawo ngoba lo ngumzenzisi omdala owenziwe ngakho oyisiphamaso esidala kumele kube lento eqotho indoda abantu ibandla uNkulunkulu kumele kube lento eliqiniso kwenye indawo ngoba lokhu kwagotshwa kukho kulenye into eqotho kwenye indawo ngathi kuleli bandla mayelana ngezipho zenu lalelani izipho zenu zigcineni ziseBhayibhelini lingathathi isibambiso lapho isibhakabhaka sigcwele okuqotho asigcineni eziqotho asitholeni eziqotho kungenjalo singabilazo lakancinyane amen manje ukuvala ngiqiniso ukuthi uNkulunkulu usebenza noIsrael lapho kuphela eselizweni lakibo asithatheni lapho uNkulunkulu uAbraham wasuka elizweni lakibo futhi wehla waya eGibhithe kuyini okwenzakalayo wasuka entandweni kaNkulunkulu futhi akazange abusiswe waze wabuyela elizweni lakibo uNkulunkulu kakazi asebenzelayo ngitsho lo mbono owodwa ngitsho olunye ulutho waze wabuyela elizweni lakibo
When they were sent down in Egypt, 400 years.
Kangela uIsrael lapho bethunywe phansi eGibhithe iminyaka engamakhulu amane ngitsho lesimangaliso esisodwa ngitsho lesibonakaliso esisodwa ngitsho lento eyodwa eyenzakalayo phakathi kwabo engalotshwanga ebhukwini lembali. Amachume ayisificamunwe munye lesificamunwe munye amadala afanayo ukuya ebandleni ukunikela iwundlu uthi sakubona Maria kumbe loba yini okwakuyikho kubuyeni umnyaka olandelayo indlela efanayo abapristi bonke baphikisana urabbi isibani bani sizakhetha urabbi isibani bani kulemfundo engcono kwezemfundo wazi kakhulu ngamaGibhithe into yokuqala uyazi amaGibhithe la labanye babo bonke babe yinto efanayo into efanayo enzakale ebandleni sonke siye ukuba ngama Methodist kumbe ama Baptist kumbe ama Presbyterian futhi sithole i degree e Hartford sithole i degree e Wheaton sithole i degree kwenye indawo kumbe e Bob Jones thina sithole i Bachelor of Arts sithole i DD le LLD kumbe enye into kufike ngapi iqhuku lombhedo indlela okwakuyiyo eGibhithe futhi uNkulunkulu kakazi asebenzele uIsrael aze abuye elizweni lakibo yizweni itsho kanje inkosi uNkulunkulu kasoze asebenzele bandla lakhe lize libuyele elizweni lalo umbiko wehola buyelani kokwakuqala Sukanini embonweni yenu ye Methodist ye Baptist ye Presbyterian ye Pentecostal ye Assemblies Oneness Threeness Fiveness loba yini okuyikho Church of God Nazarene Pilgrim Holiness Church of Christ zonke ingquba zompika uKristu futhi ngiyananzelela lokho kuchaya umhlaba konke kubi konke kungoku ka devil oh mina bo kulabantu abalobu uNkulunkulu kuzo zonke kulabantu abalobu uNkulunkulu kuzo zonke ingqubo kodwa Inhlanganiso ngokwayo ayisiyo kaNkuluNkulu futhi uNkulunkulu angeke ayibusise akazake akwenze ngiyabuza loba nguphi owezimbali lizayizwa leyi itap ukubhala angitshele ukuthi kunini lapho ibandla lazihlela nxa uNkulunkulu angazange alibeke eshofini futhi engaphindanga asebenze lalo futhi Gitshele lapho ake wavusa khona iLutheran njalo Wesley le Methodist kumbe iPentecostal akazi akwenze Leyo nhlanganiso yahlala lapho futhi yadleka futhi ipolile uNkulunkulu wathatha umuntu ngamunye futhi wazama ukukhombela abantu babuyele ezweni labo futhi ke umuntu ngamunye ebuthakathaka futhi eziphatha samfazi elohlobo lwedegree baze bahlela enye inhlanganiso bayenza umntwana ophethe kwabili wesihogo ukwedlula lokho okokuqala kodwa kwenye indawo ngeqiniso uJehova ulendoda angabeka isandla sakhe kuyo ongasoze ayekethise kanye lawo ubuNkulunkulu inhlanganiso engelabo uNkulunkulu lo ozabuyisela abantu edwaleni uKristu uJesu ebabuyisele ePentecost yokuqala futhi nakumoya ongcwele wokuqala kanye lezibonakaliso zakuqala lezimangaliso zakuqala ngeqiniso ulaye oyedwa kwenye indawo lo ongasoze abhidlike phansi kwaloba yiluphi uhlobo lokuzingela abaleke akhansele awe loba yini okunye ozahlala lakho uNkulunkulu akubusise uIsrayeli aze afike elizweni lakibo uNkulunkulu kasoze akubusise ungumethodist Baptist, Presbyterian, Catholic, kumbe Pilgrim Holiness, Nazarene Church of Christ, kumbe inhlanganiso ye Pentecostal akasoze akubusise ngaleyo ndlela. Buyela elizweni lakini ekuqaliseni, buyela esenzakalweni sePentecost njengalokho kwenzakala ngosuku lwePentecost lapho amandla kaNkulunkulu ophilayo aguqula lezi nkulungwane zabantu futhi walumathisa inhliziyo zabo ngomlilo kaNkulunkulu lo owatshengisa okuqotho. Hatshi izibonakaliso ezilingiselwayo, hatshi okwemicabango yokwenziwa, hatshi okwenhlekisa futhi ukungena emncintiswaneni wokuba ngcono kulabanye njengalokhu esilakho eMelika. Ngubani ongaba letende elikhulu, kumbe ngubani ongaba lexuku elikhulu? Ngumehluko kubani okuwenzayo kuNkulunkulu? UNkulunkulu ufuna abantu bathembeke enhlizweni, hatshi ixuku elikhulu. Futhi sonke silomncintiswano wokuba ngcono kulabanye lapha sigijima kulihlazo elinganani ukubona uba singangezelela inkulungwane enhlanganweni yethu kulihlazo. Usifuna sibuyele eqinisweni, sibuyele kumoya, sibuyele ekukhanyeni okuyikho, sibuyele emgwaqweni kuKristu, sibuyele eqinisweni. Engasibusisa kanjani ngendlela esihamba ngayo? Akasozi kazange abusise u-Israyeli baze babuyele elizweni lesithembiso. Futhi lapho sebebuyele elizweni lesithembiso, izibonakaliso lezimangaliso zaqala ukwenzakala. Wathuma umuntu phakathi kwabo obizwa nguMose. Kuyini luMose abuya lakho inkolo elolongiweyo? Wehla phansi le-degree le-Bachelor of Arts, wehla phansi le-ALD, PhD.
Come down with the power of Jehovah.
Wehla phansi ngamandla kaJehova. Futhi lo mbiko, buyelani kulelo lizwe, liye elizweni lakini, buyelani olina elihlakazekileyo kwabakini. Amen. Phose okweminyaka engaba yinkulungwane ezimbili, amaJuda abe phandle kwelizwe lakibo behlakazekile emoyeni emine yomhlaba. Ukuthi singakwenza njani ukuthi lombiko udonse okwamaviki manje nxa sasingangena kokugcweleyo? Singalandela u-Israyeli khona ngemuva futhi sitshengise lapho ahlakazwa khona ngumbuso weRoma ekulahleni kwabo uMesiya ukuthi wafuqelwa njani kulo lonke ilizwe ngaphansi kwezulu. Wabuyela kuJakobe Israyeli emuva kuGenesis 44-45 futhi sitshengise emuva le ukuthi wabusisa njani okhokho labo futhi wabatshela khona kanye lapho ukuma kwabo okuza kuba khona ensukwini zokucina. Futhi ngingakhombela kini khona kanye isizwe sonke ngo-Israyeli, isizwe sonke sika-Israyeli simile khona kanye ezizweni lapho okwathi kuza kuba khona futhi nanko silapha lamuhla. AmaJuda esiwaziyo lawo ayisiwo maJuda eqiniso. UmJuda weqiniso yilo oyi-Orthodox ongazingcolisanga ngezinto zomhlaba, ongazange ahambe phandle futhi wazijoyinisa lamanye amabandla. Yibo labo ababuyela khonale bephila nge-cheese lesinkwa phezulu kwamacele amaqaqa, bengavunyelwa edolobheni elidala. Benza ukubakhela idolobho ngakuleli cele ezweni elingelamnikazi. Le michini gani ikhombele ndawo zonke, kodwa useqale ukuphumisa amahlumela akhe. Amen futhi amen. Isikhathi sesiseduzane. Kulo Ishmayelo Isaka bemile lapho bephepotisana ngelizwe lakathesi, kodwa ngelika Israyeli. Nxa kungenzakala ukuba uhambe eJerusalema entsha, abayi kukuvumela ukuthi ungene eJerusalema endala. Kumele uhambe khonale kuqala futhi ubavumele bakucasisele konke ama-Arabhu, khona-ke bakuse ngakwelinye icele, labo ngabantwana baka-Ishmayeli. Kodwa mana, kuyeza isikhathi lapho abantwana bakaNkulunkulu baza kulithatha kunjalo. IJerusalema iza kwakhiwa kakutsha njalo. Umnikelo wansuku zonke uza kubekwa. Futhi umphiki uKristu uza kwenza isivumelwano kulawo maviki ayisikhombisa okugcina. Futhi phakathi kwakho uzephula isivumelwano leso abaphendukise bonke kusikatolika. Amanyala aza kugcwala entweni yonke. Njengalokho futhi-ke kuyakuba khona ukuphela. Khangela amaviki angamachumi ayisikhombisa. Yebo, baphose bafike iminyaka eziyinkulungwane ezimbili bengekho sebakhutshwa kathesi abantu babo njengalokhu okwakuyikho ekwenziweni lukhuni inhliziyo kaFaro wenza lukhuni inhliziyo kaHitler izigidi zabo zafa kangela lu-Eichmann ulecala lokubulala amaJuda ayizigidi eziyisithupha izigidi eziyisithupha zabo imiphefumulo yabantu insane abantwana abadala bonke babulawa u-Eichmann indoda eyodwa khangela iRussia ukuthi lawaxotshela phandle kwalapho kanjani babaxotshela indawo yonke babeyisizwe esiyeyisiweyo kodwa ngenxa yothando lwemali yabo baphenduka njalo kodwa leyo ngcusana encinyane iyabuyela ePalestine amen bafowethu lapho limbona eqala ukubuyela elizweni lakibo balokweneleyo phakathi lapho kathesi ukwenza lokho okuphose kube iyinkulungwane elikhulu lamajumi amanelane futhi kuyini okwenzakalayo baza kuba mazi uJosepha wabo ungakhathazeki yebo nomzana futhi bonke bamile lapho bekulindele ukuthi kwenzakale futhi lelo hola kanye lapho izizwe sezibamemezele ukuba isizwe lumnyaka odluleyo lapho lokhu kuchaya sesiseduze lokuphela ibandla labezizwe alisekho ngakho loba yisiphi isikhathi uNkulunkulu engathi uIsrayeli ngabantu bami lapho lokhu kusenzakala abezizwe sebephelile baza kunyathela phansi watsho uJesu kuMateyu 24 amanyala enza incithakalo baza kunyathela phansi imiduli yaseJerusalema kuze kuphele isikhathi sabezizwe lapha lokho sokuphelile khona ke amaJuda aza kubuyela eJerusalema ukuyabeka kakutsha iTempeli lokukhonza kweTempeli siza kuthola konke lokho kule imbiko elandelayo amaviki angamachumi ayisikhombisa enjongo ephethwe kaSithupha manje ngiza kubala lokho phambi kokuvala ngoba kuza kuba yisikhathi khona ke kithi ukuya ekhaya khona ke bese siphenduka lobu busuku ngehola lesikhombisa nta uqala kuqala nxa likubhala phansi ukuqeda isiphambeko uDaniel isahluko 9 indima 24 ukuqeda isiphambeko okokuqala ukukhawuleza isono okwesibili ukwenza ukubuyisana ngenxa yobubi okwesithathu ukuletha ukulunga okungapheliyo okwesine
to seal up the vision and prophecy
ukunameka umbono lesiprophet okwesihlanu ukugcoba ingcwele ngcwele okwesithupha futhi yikho esizakhuluma ngakho lobu busuku uNkulunkulu egcwalisa manje manini mangiyikuphinde lokho njalo ukuze likthole kuqala ukuqeda isiphambeko okwesibili ukukhawula isono okwesithathu ukwenza ukubuyisana ngenxa yobubi okwesine ukuletha ukulunga okulaphakade okwesihlanu ukunameka umbono lesiprofeto okwesithupha ukugcoba ingcwele ngcwele mangilibalele khona kathesi kuvela eBhayibhelini indima yes 24 isikhombisa amaviki amiswe phezu kwabantu bakho amaJuda futhi laphezu kwelakho elingcwele phezu kwedolobho lakho elingcwele uIsrayeli amaJuda iJerusalema ukuqeda izipambeko okokuqala ukwenza ukukhawula isono okwesibili ukwenza ukubuyisana ngenxa yobubi okwesithathu ukuletha ukulunga okungapheliyo okwesine lokunameka umbono okwesihlanu umbono lesiprofeto lokugcoba ingcwele ngcwele okwesithupha yikho kanye lokho abuya ukuzomtshela khona lokho okuza kwenziwa futhi ke bese kusiba lokuphela manje lobo busuku sizathola lezo zinto eziyikho futhi sibone ukuthi siseduzane okunganani lalapho futhi ke isonto elandelayo silethe lokubeka lezi zinto zesikhathi khona kanye lapho esime khona ngiyamthanda uIsrayeli ebuyela elizweni lakibo uIsrayeli mangikhulume lokho kathesi lapho ngithemba akusekho kuthepho mangikhulume lokho
that Israel become a nation
lona ihola uIsrayeli esiba isizwe isizathu ngihlala ngikholwa phambi kweclass yami lapha ukuthi kwakulenye into engangiza kuba lengxenye ngingakafi yokubuyisela uIsrayeli enkosini ngoba lapho lelo hola ngechart ye Pan America ukuthi u-Israyeli wamenyezelwa ukuba yisizwe okokuqala okweminyaka eziyinkulungwane ezimbili selokhu bahlakazeka bengasibantu. Kwakuyilelo hola elifanayo khona kanye eholeni lapho ingelosi yenkosi yahlangana lami phezulu khonale futhi yangithuma khona kanye levangeli yona kanye into efanayo uNkwenkwezi
7, 1946.
Manje khona-ke enye into engipha ukuba ngazi kuyikubuyisela inhliziyo zabantwana kubobaba futhi le nhliziyo zabobaba kubantwana. Umbiko nanzelela uMalakhi 4:3-4. Enye into lapho uBhili indodana yami lami umfowethu ene Baxter sisendleleni yethu sisiya ePalestina emva kokuba sihlangane lamaJuda ngomfowethu aGambright futhi babona umhlangano. ULouis Petrus wayethumele amaBhayibheli lawa khonale futhi wathi amaJuda lawa abuya athi nxa ungabiza ixuku labadala bako-Israyeli ngitsho hatshi orabhi laba abatsha le mikhosi yabo kodwa babize abakhokheli beqiniso bako-Israyeli ndawonye futhi sibale leli testamente elitsha futhi siyakwazi ukuthi lapho uMesiya esiza uzasitshela izinto lezi njengowesifazane eSamariya. Siyakwazi ukuthi uMose wathi uMesiya wethu uzakuba ngumprofethi futhi nxa ungenelisa ukubatshela lokubatshengisa ngombhalo lokho esizangena kukho embikweni walobo busuku ukuthi benziwa okokufiphazwa lenhliziyo zabo ziqunywe ukuze kuthi indawo yabezizwe ibuye ukuthi sibe lesikhathi sokubuyisana sabezizwe futhi inhliziyo zabo zenziwa zaba lukhuni khona kanye njengalokho okwakuyikho ngesikhathi sikaJosefa lokunjalo. Futhi-ke silethe amaJuda lawo endaweni futhi sibize lawo madoda phakathi kwalowo mbuthano njengalokho okwenza abezizwe laba lapha ngalokho kuphefumulelwa kukamoya ngoba bathi nxa luJesu nxa enguMesiya futhi amazwi akho eliqiniso khona-ke akafanga futhi uyaphila futhi nxa ephila wathembisa ukuba kwelakhe ince eyakhe ince izinceku abafundi bakhe futhi nxa singambona esenza isibonakaliso somprofethi khona-ke sizakholwa ukuthi unguMesiya. Kuyinto ephelele okunganani iqonde khona kanye khona-ke lokhu kungenzani isizwe singazalwa ngosuku lunye phakathi kwabadala bonke ngamunye wabo wayeza kuthi siyakwazi lapho lowo rabhi esitsho lokho lokho kuyayiqeda indaba isizwe singazalwa ngosuku lunye u-Israyeli engazalwa ngosuku lunye futhi ngangisendleleni yami futhi ngama eCairo eGibhithe nginetikiti esandleni sami futhi imizuzu elithumi lanhlanu kumbe engamathumi amabili esikhathi sokubiza babe lungiselela ukutshaya ucingo futhi ngehla phansi ukubona isiqephu esincinyane se-ibhoni kanye le ndlovu encinyane enziwe nge-ibhoni kanye lophondo lwendlovu ngangiza kulithumela kumngane wami ongudokotela uDr. Sam Ade okokubandezela amaphepha futhi ngangikhangele kikho futhi enye into yathi kimi leli ngakungabi yilo ihola hlala phandle kwePalestina ngakho ngacabanga lo bekuyimi nje ngicabanga lokho futhi ngaqhubeka ngihamba enye into yathi leli kayisilo ihola futhi ngaya phandle ngamuva kwendlu okuhlala khona indizamtshina ngaphakamisa phezulu ikhanda lami kuNkulunkulu ngathi Nkulunkulu bekunguwe obukhuluma kimi wathi leli kayisilo ihola hlala phandle kwePalestina lesi kayisiso isikhathi khona-ke ngathatha itikiti lami futhi ngalitshintsha futhi ngahamba kusukela lapho ngisiya eRoma futhi ngaphenduka eLisbon ePortuguese futhi kusukela lapho ngabuyela e-United States. Ihola lalingakafiki ububi babezizwe abukagcwali ukufika nje ekucineni kwenkomitsho kodwa ngolunye usuku lokho kuza kuba njalo futhi uNkulunkulu uzathumela omunye umuntu lapho ongumprofethi futhi uza kubatshengisa. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzamvusa khona manje loba engaba ngubani azamvusa ngokuphangisa. Ngiyakholwa kufanele kubuye yikho lokho esikufundela khona ukuthi siseduzane kakhulu futhi khumbula umzuzu wona kanye amaJuda emkela uKristu ibandla labezizwe selihambile khona ke abezizwe balezinhlupho ezithululwa phezukwabo ukuhlupheka futhi kungaba kanjani amadoda abafundisi abakhulu bafundise futhi bekhangele iBhayibheli leli njengalokho futhi bathi ibandla lidlula esikhathini sokuhlupheka lapho kungelambhalo eBhayibhelini okuchoyo abala ngitsho lento eyodwa indoda ya ngitshela kungasikude yathi oh udade Macpherson wafundisa ukuthi ibandla lizadlula ekuhluphekeni ngoba siza kuba zinkanyiso ezikhanyayo ngaleso sikhathi Gungu Israyeli ngaleso sikhathi hathi abezizwe sebehambile ibandla abayikwedlula ekuhluphekeni Ungobho wakhafula amanzi emlonyeni wakhe isahluko 17 futhi wenza impi lensali intombi eleleyo hathi ibandla leqiniso selihambile selisedilini lomtshato kulaba indawo yesikhathi lapha idili lomtshato eliza kuba lithatha ndawo khona iviki yokugcina futhi yikho lapho ukuhlupheka okungena khona lapho intethe lokuzingelwa kuphakama phezu kwamabandla izinto ezinje ngalezo khona ke ekucineni esahlukweni 19 nangu esiza kanye lomyeni wakhe haleluya inkosi yamakhosi lombusi wababusi isembatho esiqhanyuzwe egazini futhi lebandla lasezulwini ligade amabhiza amhlophe lisiza laye nangu esiza ukuthatha indawo yakhe okwemillennium amen oh
blessed be the name Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name.
Ukwenza njani? Ulenza njani libe likhulu empilweni yakho? Uyaphila impilo enjalo okokuthi bangathi nanso inceku kaKristu iyo indlela odumisa ngayo ibizo. Asiboneni, oh alimthandi yena na. Oh mina ingoma yethu encinyane kathesi emkholweni kudala-dala. Ngiyakwazi kunjalo sibili. Ingane yazalwa ukusindisa abantu esonweni sabo. UJohane wambona okhunjini iwundlu laninini. Lelo wundlu kanye lempawu eziyisikhombisa yilo lodwa ezulwini lasemhlabeni elenelisa ukulithatha.
In a manger long ago, I know it's really so. A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name.
Ngiyakuthanda ukukhonza alikuthandi na manje asibuyi ebandleni nje ukuzokuzwa intshumayelo lokho kuhamba lapho kodwa siza ebandleni ukuzokhonza ukukhonza emoyeni laseqinisweni lilizwile iqiniso lelo yilizwi bona manje ukukhonza ikuzibonakalisa kuye bona Oh, ngiyayithanda leyo ndoda yaseGalili. Siphe ikhodi encinyane kulokho. Yebo nomzana. Uyayazi Thethi, ngiyakholwa kathesi. Asiboneni, asiboneni.
Man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, love that man of Galilee. The publican went to pray in the temple there one day. He cried, "Oh Lord, be merciful to me." He was forgiven of every sin, and a deep peace placed within. He said, "Come see this man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, love that man of Galilee. The lame was made to walk, the dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the power of that man from Galilee.
Hallelujah.
Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love, love that man from Galilee. Listen, listen.
Lalelani kuleyi.
The woman at the well, he all her sins did tell. How five husbands she had at that time.
Longuye.
She was forgiven of every sin, and the deep peace came with her. Then she cried, "Come see that man from Galilee." Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, love that man from Galilee.
Ngiyamthanda awumthandi na? Inhliziyo yami yonke alinjalo na? Akamangalisi na? Asikhothamiseni nje amakhanda ethu kathesi futhi sicabange ngakho. Izizwe ziyehlukana akulandaba.
Wonderful is my Redeemer, praise you. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, yes.
cabanga ngakho.
I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does he do? Keeping me.
Kuyina kwenzayo ngikhwela ngaphezu kwakho. Manje ndawunye. Ngiyathokoza, ngisindisiwe, ngiyathokoza, ngilindele ukubuya kwakhe. Ngathesi le zandla zethu ziphezulu nxa sikutsho. Yamthanda na khona ke kufanele lithandane ngoba nxa ungabathandi labo obabonayo loba lapha ungamthanda kanjani lo ongazange umbone asiqawulane isandla somunye sithi Phakamisani izandla zenu kuye kathesi yikho lokho. Banga nje wenza leso sambulo esikhulu saziwa kithi asimthandi yena na akamangalisi na silokubonga okunganani ngenkosi yethu uJesu akasoze asichiye khangelani ngikanye lani njalo njalo kuze kube se ngabe likholisa na amaviki angamajumi ayisikhombisa kaDanyeli oh asimthandi yena na kukwenza njani. Konze nje yena kuvela enhlizweni yakho. Thank you. siyakwenza sonke. Ungihola kukho Nkosi. Jesu, siyabona sisondelela enye into. UIsaiah umprofeti wayekhulume ngakho, uJeremia wakhuluma ngakho, uDaniel wakhangela futhi wabona lokhu abakutsho. Wabangela inhliziyo yakhe ukuthi iyaluzeke, futhi wakhangelisa ubuso bakhe ezulwini, wazila amasaka lomlodi, wayefuna ukuzwa ukuze aqwayise abantu. Nkosi, siyabona ngamabhuku, njalo ibhuku lakho, ibhuku lika-Isaiah, ibhuku lika-Jeremia, ibhuku lika-Jakobe, uJohane, uLuka, uMarko, uMateyu, ibhuku lezambulo, wonke amabhuku akho, ukuthi sesiseduzane lokuphela, futhi sesikhangelise ubuso bethu ezulwini emkhulekweni ukunxusa ukufumana lapho esiphila khona. Nkosi, siyaqala ukubona ukudabuka kokusa, futhi Nkosi, siza kuwe, ukholo lwethu lukhangela kuwe kathesi. Silahla okusindayo konke, isono sonke, konke ukungakholwa, okuncinyane lokho okungasiphazamisa kalula. Siyafinyelela kathesi ephawini lokubizwa kwaphezulu, sisazi ukuthi isikhathi sethu silinganisiwe. Busisa abantu laba phakathi lapha, Nkosi, bayakuthanda, bangabakho, baphumile, kunguwe owenza ukwambula. Siyakhuleka ukuthi uzasipha izinto lezi lapho silindele kuwe. Siphe imini enhle yokudadisha, Nkosi, siphe ukuzwisisa, siphendukise njalo lobu busuku sihlumelekile, Nkosi, ngigcobe ngalimini, oh lapho ngidadisha, Nkosi, okwesizathu lesi esiphethwe kasithupha sokuvakasha kukaGabriel. Nxa uGabriel wabuya ukuzovakasha lokupha umutsho ophethwe kasithupha, Nkosi, kufanele sibe kwazi lokho. Siyafunda ngamabhuku futhi siyakwazi sesiseduzane. Ngakho siyakhuleka ukuthi uzakwambula kithi lobu busuku. Isonto elandelayo, Nkosi, oh Nkulunkulu, beka zona insuku phakathi lapho. Angazi ukuthi njani, kodwa ungasiletha khona esikhathini, siphe khona, Baba, sikhangele kuwe. Siyathandana legazi likaJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, lisihlanzile esonweni sonke. Sikhangele kuwe kathesi, sisize lapho silindele kuwe, Baba, ngoJesu iNkosi yethu.